Nkosi, ngiyakholwa. Nkosi, ngiyakholwa. Zonke izinto ziyenzeka. Nkosi, ngiyakholwa. Kasi qubekeni simile nje okwesikhatshana futhi sikhothamise amakhanda ethu. Nkosi Jesu, siyazama ngendlela zethu zokuzehlisa ukutshengisa kuwe ngokuhlabelela lokho ukuthi siyakholwa. Futhi siyakhuleka, Nkosi, ukuthi kathesi, ukuthi wena uzaqubeka uhlephula isinkwa sokuphila kithi, usipha khona lokhu thina esile sidingo sakho ngakulo lona ilizwi lakho, ngoba sikucela khona ebizweni likaJesu. Amen. Lingahlala phansi. Ngilokuqiniseka nxa thina sifanele, nxa ngingathi lona eleneleyo ilizwi lika-amen, ukuthi izibusiso ezimangalisayo zikaNkulunkulu zibe lokho zihlezi phezu kwalaba abalaleli. Ngihlalile lokhu kusa futhi ngalalelisisa inkonzo, ngakholisa ubufakazi indlela ehlukileyo munye ngamunye alayo yokuzitshengisa ngokwabo, futhi lokuzwa abasanda kufika umfowethu webhaptisti lapha obuye ukuzoxolisa ngokucabanga lokho kabi kancane. Ngakho ngiyathakazelela sibili ubuntu, umuntu oba lobuntu obeneleyo, kumbe indoda emnene okweneleyo nxa ecabanga ukuthi wenze iphutha. Yena kazange axolise kimi khona kanye kayisima kade exolisa kuye bekunguNkulunkulu. Ngakho ngiyakuthakazelela lokho bona. UNkulunkulu abusise umfowethu futhi lo mfo wakhe umvangeli. Mina bo lo Baptist liyazi ngangingowe bandla le-Baptist ngokwami. Ngangililunga le-Missionary Baptist Church. Lapho ngisiza phakathi kwabantu ngiyakwazi ukuthi lizwa njani. Ngezwa ngendlela efanayo, ugcwele nje enye into leyo engangingayaziyo. Ngiyakhumbula isehlakalo sami sakuqala esokubona umphentekostali kwakuseDwajak, Michigan. Ngicela lingixolele, ngangiseDwajak ehambweni lokuyagula inhlanzi, futhi ngehla ngivela eDwajak ngisehlela e-Indiana. Futhi ngakho ngangibonile amabizo kaJesu kuzo zonke izimoda futhi lezinto, futhi ngalalela izinkonzo zabo lolo suku. Futhi ngosuku olulandelayo bangicela ukuthi ngize kuplatform ukukhuluma amazwi amalutshwane, futhi ngakwenza. Futhi bangibuza ukubana ngingowaliphi ibandla, futhi ngabatshela ngangingumbaptist. Futhi lobo busuku babe le ndoda endala ensuni eyayizakuya tshumayela, futhi wayemele esesiyaphutsha amachumi ayisificamunwembili, futhi weza kuplatform. Indoda endala baphosa nje bamkhokhela phandle. Yena wayengomunye kwalabo abangabamajazi amade abafundisi, ikhola elivelvet, futhi lo mzindlana nje omncane wenwele ezibuboya zizingeleze eceleni. Futhi ngacabanga wonke lawo amadoda lapha, futhi labe science yezenkolo, amadoda amakhulu, ukuthi bavumela njani inkonzo inikezwa endodeni enjengalokho. Awu, indoda endala kumele ibe sesihlalweni kwenye indawo ihlezi phansi. Babekade bechumayela ngalolo suku mayelana ngalokhu uJesu ayekwenzayo lapha emhlabeni. Futhi kodwa yena wathatha udaba lwakhe, ngiyakholwa lwa luvela kuJobe 7:20, ithi kangila kuqiniseka ukuthi umbhalo kungenani lesi yiso isicutshwa kumbe ingxenye yakho. Kwakungaphi lapho ngibeka izisekelo zomhlaba, lapho inkanye zokusa zihlabelela ndawonye, futhi la madodana kaNkulunkulu ememeza ngentokozo, futhi wakhuluma ngalokho okwenzakalayo ezulwini. Lapho bona babekhuluma ngalokho okwenzakala emhlabeni, futhi kwenye indawo phose emzuzwaneni emhlanu emva kokuba wayekhuluma yena, umoya wenkosi wamtshaya futhi weqa khona phezulu esibuyeni, futhi watshayasanisa izithende zakhe ndawonye. Mina bo kwakukhona indawo eningi, kwakukhona phose ingxenye ye-platform, futhi yena wasuka wahamba wathi ngalila indawo eneleyo phezulu lapha kimi ukuze ngitshumayele. Awu, phose ngangile minyaka engamachumi amabili ubudala lapho. Ngacabanga, nxa lokho kungenza lokho kulindoda endala, kuyini okuza kwenza kimi? Bona. Ngenxa yokugcina yonke into nje ihlelekile yabazalwane bethu abatsha ukuthi siyabamukela sibili bona ebudlelwaneni bethu. Ngiyabona, ngiyakholwa bebenze isimemezelo sompristi ohlezi lapha. Ngiyacabanga ngoba ukuba ngum-Irish abantu bami ngamakatolika futhi khona bekula babili njalo amabhaptisti labanye abahlukile. Ubungabe udidekile kancane isikhatshana esedlulileyo, nginanzelele akula bazalwane abakhulume mayelana ngakho, kodwa ngicabange ngiza kuqondisa khona lapho umfowethu Shakarien. Emva kwesikhulumi esihle lapha sesigcwaliswe ngentokozo yokwazi ukubuya kwenkosi sokuseduze, yena wakhuluma ngolimi olungaziwayo kithi, futhi silaba casisi laba abapha incazelo. Lokho umbhalo uthi nxa kungela ocasisayo khona-ke ngabazithulele, kodwa nxa bekhuluma ngezindimi futhi bazicasise zona kuba yisiprofethi. Ngakho-ke ukudideka okuncinyane kwabo bobabili sikhathisinye manje lokho bekungadidi lakancane bona, ngoba omunye wabo wayesipha incazelo, omunye wabo wayeprofethi. Bona, ngakho lokho ngicabange ngizenza abazalwane bethu bazwisise. Nxa bengazange bazwisise ngoba omunye wabo wayenikeza ngokuqondileyo, like lananzelela ukulinganiswa kwesikhathi somunye ngamunye, futhi omunye nje wayegcwalisiwe ngokwakhe ukuthi umoya kaNkulunkulu wawuprofetha ngomunye. Ucasisa omunye wayenikeza incazelo khona ke ukuze kucace ukuthi wena ngasisikho kwesinye isikhathi engqondweni yemvelo njengomfowethu oligugu lo onikeze ukuxolisa lokho kusa. Kuyadida kancane emuntwini ongazwisisiyo, kodwa kulabo abaphakathi abakudala bempi leyo thina esikiyo ngani siyazwisisa lokho ukuthi izinto lezi ziyini. Ngakho nje ngicabange ukuthi ngizatsho enye into mayelana ngakho nxa khona bekulungile. Manje ngiyakwazi leyi ayisiyo ndawo yokutsho lokho, kodwa kuyikuba yikuthi wonke umuntu ubekhuluma izinto ezincinyane. Liyazi leyo ndoda yathi, leyo ndoda endala ensundu yathi ngalila ndawo eneleyo kimi ukuthi ngichumayele. Ngalila sikhathi eseneleyo kimi ukuthi ngichumayele. Kumbe eside esidonsayo. Indoda yathi ngelinye ilanga, yathi umchumayeli wabuya wayengumalusi ebandleni okweminyaka engamajuma amabili, futhi yena wayechumayela izikhathi zonke imizuzu nje engamajuma amathathu sonto ngayinye ekuseni ebandleni lakhe. Futhi yena wathi leyi sonto ekuseni yena wachumayela amahola amathathu. Futhi-ke ibhodi lamadikoni lambizela phakathi futhi lathi, malusi thina siyakuthakazelela sibili, lathi siyakwazi izikhathi zonke ukuthi uyalimela iBhayibheli futhi lamalungelo alo, futhi khona bathi futhi uyasiqondisa izikhathi zonke ukuze sizwe simsulwa phambi kukaNkulunkulu, futhi siyakuthakazelela sibili, futhi siyakholwa uyinceku kaNkulunkulu, futhi thina siwuthakazelele sibili lowo mbiko lokhu kusa. Kodwa wathi kukhona into eyodwa nje leyo esifuna ukukubuza ngayo, wathi sakuhlola isikhathi njengebhodi lamadikoni, wathi yonke isonto ekuseni ukanye imizuzu engamashumi amathathu, futhi lamuhla ube ngamahola amathathu. But manje khumbula, siyathakazelela konke ukuncinyane kwakho kwakulungile, kusenza lindoda endala izwe kuhle. Liyazi yena wathi, awu bazalwane, ngizalitshela ukubani kunjani khona. Wathi konke ukusa la isiya ngibizwa kuphuphithi, wathi ngiyabeka okunye kwalokhu okuncinyane ama-life savers emlonyeni wami. Yena wathi futhi nje ngiyakumumuza, futhi wathi lapho i-life saver isiphelile, wathi uthatha nje imizuzu engamachuma amathathu, futhi wathi ngakho ngiyachiya ukuchumayela. Yena wathi yazi lokho kusa, ngacabanga ukuba ngedlulise isikhathi kancane, ngakhafulela phandle nganyile sikopele emlonyeni wami.
Ah.
Gani kufaka ulutho phakathi ngakho sithemba kasikuthola izikopela ezikhwameni sethu kodwa thina ngithemba lokho ngakuzwalanga kuyihlambaza lapho kodwa nje ngiyazi loba uNkulunkulu laye wayelomuzwa wokuhlekisa uyazi yikho siyabonga kakhulu kuba lapho futhi sibe lesikhathi lesi sobudlelwano futhi futhi kanye naleli thuba elikhulu ukuhlephula isinkwa sempilo kanye njalo ngendlela yami encinyane ethobileyo ngiyakwazi njengezazi zesayensi yezenkolo njengendoda leyo yakhuluma lapha ubusuku obedluleyo evela England mina bo ngiyakuzonda ukuma ngemva komuntu njengalokho kanye lemfundo yami eka grade 7 kodwa ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzalicasisela umutho osenhlizweni yami bona nxa amazwi ami engaqondanga inhloso zami ngithemba zinjalo manje kasibalene embhalweni abaningi benu bathanda ukulandela futhi ngiyakubala lokhu kusa okwesikhatshana nje esilutshwane uvela ebhukwini likaJeremiya umprofeti isahluko 2 futhi ngiyakuqala kathesi ngendima 1 la selifika kimi ilizwi lenkosi lisithi hamba futhi umemeze endlebeni zeJerusalema usithi itsho kanje inkosi ngiyakukhumbula umusa wobutsha bakho nothando lomlobokazi wakho lapho ungilandela enkangala la selizweni elingahlanyelwanga u-Israyeli wayeyibungcwele kuyo inkosi futhi eyizithelo zakhe zakuqala zesivuno sayo bonke abazidlayo baza futhi bayathola icala ububi buza kuza phezu kwabo itsho inkosi zwanini lina ilizwi lenkosi o lina ndlu kaJakobe lani lonke zimuli zendlu ka-Israyeli itsho kanje inkosi yibubi bani oyihlo ababuthole kimi ukuthi bona sebeye kude lami balandela okuyize futhi babayize abachongo ukuthi ingaphi inkosi eyazikhupha elizweni laseJibhite futhi yasikhokhelela enkangala ezweni elilugwadule lamagodi ezweni elomileyo lamathunzi okufa elizweni elingahanjwanga muntu futhi lapho okungahlali muntu khona futhi ngalileta elizweni elivundileyo ukuze lidle izithelo zalo lobuhle balo kodwa lapho selingenile lalingcolisa ilizwe lami futhi lenza ilifa lami isinengiso futhi abapriest abachongo ukuthi ingaphi inkosi futhi ababe phethe umthetho babengangazi labelusi njalo baphambuka kimi labaprofeti baprofeta ngobhali futhi balandela okungelasizo ngakho-ke ngiza phikisana lani itsho inkosi futhi kanye labantwana babantwana benu ngizaphikisana labo ngoba ngale kwelizwe lechithini futhi libone futhi laphakathi kwekheda futhi linakane kuhle lokho futhi libone nxa kungaba le nto enjalo sisake satshintsha onkulunkulu baso isizwe na abangasibo onkulunkulu kodwa abantu bami batshintshile udumo lwabo kulokhu okungelayo ngitsho inzuzo mangalani o lina mazulu kulokhu futhi lithuthumele kakubi icitheke impela itsho inkosi ngoba abantu bami benzile izinto ezimbili ezimbi bangijile mina umthombo wamanzi aphila futhi bazigebhela imithombo evuzayo engabambi amanzi makuthi inkosi ingezelele izibusiso zakhe ekubalweni kwamazwi akhe futhi ngizathanda ukuthatha isihloko sentshumayelo yalokhu nje amatanka amanzi avuzayo lapho ekubaleni lumbhalo lokhu kusa kuyikuthi yonke imibhalo iphiwe ngokokuphefumulelwa futhi siza endlini yenkosi ukuzoqondiswa futhi lokuzwisisa futhi kwesinye isikhathi lapho sibona loba yini into encinyane endleleni njengalindoda yezebutho isikhatshana esidluleyo ubekhuluma kithi futhi esithi ukuthi ezinye izinto ezithile ukuthi mhlawumbe kwelinye ilizwe bale le misayili ethile kumbe enye into engabanjalo futhi kufanele sithole enye into yokulwisa lokho ngendlela yeza bebutho awu into efana yenzakala ebandleni esigabeni sobufundisi lapho umuntu achumayela khona kumbe nxa engumvangeli enkundleni lapho ebona imvukela ukuthi okunye nje okuqala ukubeka ekuqaliseni kwakho noba yini okuyikho kungulowo muntu nga eyinceku kaNkulunkulu ukuvimba lento ibe kude kakhulu lengqondo zabantu ukuthi bazahlala kude lakho ukuthi kasifuni lokho kwenzakale thina ukuba singene endaweni ezinjalo manje ngesikhathi sika Jeremiah lapho isiprofeto sakhe kwase kube phose iminyaka engamajumi ayisithupha kusukela ekufeni kuka Isaya futhi babe sebele iminyaka phose engamajumi ayisithupha bengela umprofeti omkhulu kwakulo Habakkuk futhi labanye abaprofeti abancane babancinyane kodwa u-Isaya wayengumprofeti omkhulu wokucina futhi abantu babe kade ngalesi sikhathi babe ngelawo kubazisa baphume babe sebephambukile laloba babengabantu bakaNkulunkulu babe sebephambukile kulesi simo esesibafumana bekuso lapho uJeremiah esiza ukuzoprofeta kibo futhi uJeremiah laye waye yena waprofeta ngaphambi kokuthunjwa futhi njalo yena wahamba labo ekuthunjeni njalo ke isobala uDaniel weza ngemva kukaJeremia futhi uDaniel wathi yena wayelokuzwisisa ngemibhalo yeminyaka engamajumi ayisikhombisa leyo ababeza kuba lapho ngoba kwakulomunye umprofeti phakathi kwabo owayefuna ukwenza ijogwe leli lapho elibeka entanyeni yakhe ukuthi kuza kuba yinto encinyane ukuthi phakathi kweminyaka emibili awu uNkulunkulu wayeza kuba phendukisa bonke kodwa uJeremiah wazi okwahlukileyo kulalokho futhi siyakwazi lokho okwenzakalayo kumprofeti owaprofeta kubi wafa lowo mnyaka munye ngakho uNkulunkulu kazange amvumele ukuma futhi manje siyananzelela izimo zabantu kulolu suku manje ngangilifisele ukungangizwisisi mina angikosanga kulokho engifuna ukukukhuluma lapho imibhalo ethile lamanothi ngangijwayele ukuba ngingadingi ukubhala imibhalo yami futhi lezinto phansi kodwa emva sengedlule amajuma amabili lanhlanu okwesibili awu angisakhumbuli njengalokhu engangijwayele ukukwenza ngakho ngiyabhala phansi umbhalo futhi bose ngiyawazi uvela kulokho lapho engiyakhona futhi ke isikhathi esinenge ngikhulekela abagulayo futhi lokunjalo futhi ngiphume njalo ngihambile angilaso isikhathi sokutadisha sibili njengalokhu engifanele ngikwenze manje kodwa umprofeti omkhulu walesi isikhathi wayenguJeremiah futhi wayemise okuka Amosi labanenge babanye abaprofeti abavukayo yena waphazamseka lapho ebona izimo zaselizweni manje kwakulezindawo kwesinye isikhathi nxa ukhuluma mayelana ngelizwe kucatshangwa ukuthi sikutsho kuqembu elithile kayisikho lokho kodwa umfanekiso oguqela ilizwe lonke futhi siyafumana lamuhla isimo esifanekisayo lamuhla njengoba kwakuyikho ngensuku zikaJeremiah ukuthi isizwe ngokwaso ndawonye sesingenile kukho okwedluliseleyo kumbe okungaphansi kukukhonza izithombe okungaba njalo ngiza kuthi badedela kude lo nkulunkulu futhi ngokwenza lokho bekuyibuthakathaka bephulupithi ngoba nxa iphulupithi ingabe yahlala iqondile futhi kanye lelizwi likankulunkulu unkulunkulu beza kuba kulo lonke ibandla njengakho yena ehamba phakathi kwethu lapha kodwa sebededele kude lalokho futhi yiyo into leyo engifuna ukukhuluma mayelana ngayo lokhu kusa futhi manje siyafumana ukuthi lokho kuliqiniso uqobo kuso sonke isikhathi ngiyakholwa kwakungu-Amosi njengoba ke ngike ngakhomba kuye isikhatshana esedluleyo ukuthi yena wathi yena waye engasuye umprofeti kumbe indodana yomprofeti kodwa wathi ukuthi lapho isilwane sibhonga ubani ongekela ukwesaba futhi nxa ngoba ngubani owake wezwa isilwane sibili sibhonga eguswini lezi elizizwayo phakathi kwamakheji lapha nje ikhala njengomangulu kodwa lapho esisodwa sibhonga phakathi eguswini yonke into iyalalela ngike ngalala eguswini ngizizingela zona futhi siyinkosi yezinye futhi lapho leso silwane sibhonga noma lezi nkubabulongwe ziyathula ukuba ngumsindo yonke into iyakwenza amaganyana futhi le futhi lempisi dikhala futhi lezinye inyamazana futhi lobu ewuza kwendwangu lenkawu inkuba bulongwe awuzizwa ngokwabo cabanga kodwa emangweni yekela isilwane sibhonge futhi sonke isibungu siza kuma ukuba ngumsindo bona yonke into iyamesaba kanti kulezinto eziningi ezingambulali kodwa yaziwa njengenkosi phakathi kwezilo yena wathi lapho isilwane sibho kubani ongekela ukwesaba yena wathi ngakho uNkulunkulu sekhulumile kubani ongekela ukuprofeta futhi yiso ngiyacabanga isimo sihlangana lalowo mumu njalo lamuhla uNkulunkulu ukhulumile bona futhi sibona umbhalo wesandla emdulwini ngakho kulula kakhulu ukuprofeta futhi ubone ukuthi sisesikhathini sokucina futhi sibona uNkulunkulu uvela kuzo zonke izibanga zenhlanganiso zamasonto yonke indlela kusukela kukatolika kudlula kuwo wonke amabandla amaprotestanti amabhuda futhi lani okunye kusukela endiya njalo lakho konke okuye yena ubiza abantu bakhe ndawonye ebabuthanisa bona ndawonye futhi ngiyathaba kakhulu ngalokho ukubona usuku lolu lusiza manje si kulusuku olukhulu elinye lamathuba amakhulu lokho nxa ngangingakwenza nxa bengingabakwazi umhlaba ungakabi khona lapho siyimphefumulo ingxenye kaNkulunkulu lokho siyikho ngoba sasikanye laye ngaphambi kokudatshulwa komhlaba ngoba kulesimo esisodwa sempilo ephakade futhi lo ngoNkulunkulu futhi siyingxenye yakhe sasingakabi yilutho kangaka ukuthi sasingakabakwazi futhi sicabange ukuthi sibe ngumuntu kodwa sasisemcabangweni wakhe kwalokhu esasiyikho ngaphambi kokudatshulwa komhlaba ngoba siyingxenye yakhe njengendodana yami iyingxenye yami futhi ngiyingxenye kababa wami futhi lokunjalo singamadodana lamadodakazi kaNkulunkulu ngokwazi ngaphambili kwakhe futhi ngemva le nxa bengingaba ngazile njengoba ngisazi manje futhi ngangingakhangela ngaphezu kwebanga lesikhathi futhi yena wayengaba wathi kimi isiphi isikhathi ofuna ukuphila kuso ngangiyabe ngathi lesi isikhathi khona manje isikhathi nje esiphambi kokuphela kwembali yomhlaba futhi lokuza kombuso kaNkulunkulu oza kubekwa emhlabeni ngicabanga kuyisikhathi esilenkazimulo enkulu ukwedlula zonke izikhathi kukhona manje siyathola ukuthi lapha uIsrayeli uyaqalwa ngumprofeti lapho uNkulunkulu wayemgcobile futhi emthumile phandle baqalwa ngezono ezimbili ezinkulu futhi sifuna ukukhuluma ngalezo zinto ezimbili abazenzayo futhi kusukela kulokho sifuna ukuphumelela ngakho manje babesukile kuNkulunkulu umthombo wamanzi aphilayo futhi babe zakhele ngokwabo amatanka babe sebechile into leyo uNkulunkulu ayebanikeze yona futhi bazigebhela enye into leyo ababezenzele yona ngokwabo futhi lawa amatanka amanzi iyananzelela wayelawo ayesedabukile futhi ayevuza manje itanka lamanzi livuzayo angeke libambe amanzi lizavuza ngakhuliswa eplazini futhi ngiyakwazi lokho itanka elidala eliyikho futhi lobunzima esilabo kanye lalo futhi lelo tanka elivuzayo lingumfanekiso omuhle kakhulu ngiyacabanga ngalolo suku ukuthi lapho okwethu konke lokho esikuzamileyo ukwenza ukuhlanganisa abantu ndawonye ukuhlanganisa abantu ndawonye ukuhlanganisa amabandla ndawonye sokube izikhathi zonke ezigabeni sokuzama kwenhlakanipho sizamile ukwenza wonke ama-Methodist abe ngama-Baptist futhi ukuphendukezela futhi lezinhlanganiso zamasonto ezehlukeneyo futhi lokho kwakungasilo hlelo lukaNkulunkulu kwase kuqaleni uNkulunkulu ulendawo eyodwa kuphela yokuhlangana yena wathi khona lapho ebhukwini lika-Exodus ukuthi ngikhethile indawo ukubeka ibizo lami futhi yiyo indawo kuphela le engizahlangana labantu futhi yena wayekhethe indawo ukubeka ibizo lakhe futhi lalapho yena abeka ibizo lakhe yikho lapho yena ahlangana lo-Israyeli yena ulendawo lapho yena ahlangana lebandla lakhe lamuhla futhi yena wakhetha ibizo lelo futhi ibizo lelo nguJesu Kristu futhi khonapho kulapho yena ahlangana lekholwa leqiniso lapho ekuJesu Kristu yikho lapho uNkulunkulu akhetha ukubeka ibizo lakhe wena uthi ibizo likaNkulunkulu yena wathi ngabuya ebizweni ekuthweni kababa wami ngakho yikho lapho uNkulunkulu abeka khona ibizo lakhe kwakukuKristu futhi kuKristu kulapho sonke esihlangana khona sonke ngaphansi kwegazi elachithekayo futhi lapho balobu dlelwano obuqotho beqiniso uNkulunkulu wenza uhlelo lwakhe ekuqaliseni ensimini yase-Eden lapho indawo yena ayeza ukuhlangana lomuntu futhi lokhu kwakungekho ngaphezulu kokuzwisisa ngomcabango nxa kwakunjalo u-Eva wayekhona kanye emzileni kanye lohlelo lwakhe kodwa siyakwazi ukuthi ukwamukela kwakhe okwemicabango yengqondo kaSathane sibili uNkulunkulu kasozi kodwa uNkulunkulu wathi yena uza kwenza futhi ngakho yena wakhetha indawo yokuhlenga futhi kwakungegazi futhi hathi ngengqondo yokuhlakanipha ngakho sitshaya umoya kuphela kodwa nje kuyimvelo yomuntu ukuthi abantu bazazama ukwenza lokho nxa besilesikhathi besiza kuhlephula khona kube izihlephu eziningi kodwa kangisafuni leso sikophela ngakho siza kuzama ukukwenza kube lula ngakho konke okungenzeka amatanka amanzi avuzayo futhi siyathola ukuthi kwenzakele isibili njalo kungumfanekiso sibili wesikhathi sethu esiphila kuso kuko konke ukuzama kwethu futhi kungeyisikho ukukhangelela phansi kwemizamo yonke yaloba yiphi inceku kaNkulunkulu ebiza lokubiza ibizo likaJesu Kristu yena ufanelwe ukuhlonitshwa ngokuqamba nje ibizo lakhe ekuzithobeni futhi lekuhlonipheni futhi lenhlelo ezinkulu zobuvangeli ezidabule umhlaba futhi lokunjalo kulezi insuku zokugcina ngicabanga loba kunjalo asisoze senelisi ukwenza abantu babe inhliziyonye size sibabeke ngaphansi kwegazi likaJesu Kristu iyo indawo kuphela leyo esiza kugcinakala kuyo omunye umuntu wangibiza kungasikude uvela phezulu empumalanga futhi wathi mfowethu Branham ngizwa sowaphuma waya eArizona futhi wenza indawo khonapho lapho okuloku gcinakala khona futhi njengoba lisazi ukuba umbiko ubuya njani futhi inkosi yangitshela lokho okuzenzakala e-Alaska futhi lokuthi njani e-California kuza kuba njani futhi nje kube njalo but manje nxa lokho kuzamazama futhi la yonke into ingaphi indawo yokugcinakala ngathi kule ndawo eyodwa yokugcinakala engiyaziyo lapha kukuKristu ngoba labo abakuKristu baza yiyo kuphela eyodwa engiyaziyo manje uJeremia wayebizwa futhi umprofeti okhalayo futhi ngenxa ngiyakhona lokho okwenza lo mprofeti akhali wakhala bengisithi kwakungoba yena engumprofeti futhi ilizwi lenkosi libuya kwabanjalo futhi sibona abantu behambisa okwemkhuba yabo futhi bacabanga ukuthi babelungile bonke futhi kungelandlela ngitsho ukubaphendukisa bona ngoba babe siya beqonde ekuthunjweni ngoba siyakwazi uvuna lokho wena okuhlanyelileyo kungenani lokuthi ungubani lokho wena oyikho futhi thina njengelizwe sesivunile kumbe sahlanyela bengitsho futhi kufanele sivune ngiyakhuluma kusasa inkosi vume khona emini mayelana ngenhlungu zokuzala futhi ngiyakubamba lokho phakathi lapho ukuthi angeke siphunyuke nxa sonile kufanele sivune lokho esikuhlanyelayo futhi nxa uNkulunkulu ezasivumela ukuphunyuka kanye lokuphendukezelwa kwesiKristu lamuhla futhi siphendukezele abantu ezintweni lezi ezibizwa ngokuthi isiKristu njengomfo wethu mo wake watsho yena uza kuba ngobotshelwe ngokufanele ukuvusa iSodoma leGomora futhi aqolise ngokubatshisa kunjalo ngoba uNkulunkulu lokhe engolungileyo futhi lapho ukungalungi sokufika khona kufanele ubungcwele bakhe futhi nelizwi lakhe ukuthi yena enze abantu bavune lokho abakuhlanyeleyo futhi kumele sikwenze lokho manje nanzelela babemtshile yena mthombo wamanzi aphila futhi babe zenzele ngokwabo amatanka manje kungaba lomunye umuntu lapho ongeke azwisise ukuthi itanka lamanzi leyini itanka lamanzi kulitanka elenziwe ngabantu lelo elizama ukuthatha indawo yomthombo kuyinto omunye umuntu ayigebhayo futhi bangaka abaziyo ukuthi itanka lamanzi leyini kuhle kulungile abantu abaningi bemakhaya lapho lokhu kusa ngakho baya ngiyakhumbula itanka lamanzi elidala endaweni ukuthi lalikhangeleka kanjani futhi ngangisesaba izikhathi zonke ukunatha kuleyo nto kwaku kulitanka lamanzi elenziwe ngabantu futhi alingeke lathenjwa angeke uthembele etankeni manje loba yini leyo umuntu ayenzayo ngokujwayelekileyo kayikho nhle kangako kodwa njengenkosi yabeka isikhathi ekubhodeni kwaso futhi lo mhlaba ujibilika wonke umnyaka zonke isikhathi siyacapha insuku zonke ihola lonke futhi lelanga litshona futhi ngakuphuthi ngitsho kodwa inkombalanga ezinhle esingaba lazo ziyaphutha imizuzu emnene ngenyanga kungelako kuthandabuza kodwa uyabona yonke into uNkulunkulu ayenzayo iphelele futhi lokho umuntu akwenzayo akuphelelanga ngakho kungani usamukela lokho umuntu akwenzayo lapho ungaba lokupheleleyo ngihlala ngikukhuluma lokhu mayelana ngathi abantu bamaphentekostali bona siyakwazi futhi kasikho phandle kohlelo kusobala lukaNkulunkulu kasikholwa kodwa siyazi njalo ukuthi phakathi kwethu silabantu abazama ukulingisela omunye umuntu lokho nje yibuntu bayazama ukwenza lokho bakwenza khona ebhayibhilini omunye ngingokaPawulu ngingokaSilas futhi lokunjani kodwa bona bazama ukulingisela lokho omunye umuntu ake akwenza kumbe akwenzayo kodwa wamkelelani ukulungisela kwamanga lapho izibhakabhaka zicwele ngento eziqotho lapho isithembiso singesenu futhi lesabantwana benu kungasi samukela enye into eyayihlukile kungani sithatha isivumo kholo kumbe imfundiso engaguqulwa lapho iBhayibheli kulilizwi likaNkulunkulu elingaxuswansanga kungani sizama ukungezelela kumbe ukuphungula kukho lapho inkosi uJesu yathi kusambulo 22:18 loba ngubani ozasusa ilizwi elilodwa kulo kumbe engezelele ilizwi elilodwa kulo ingxenye yakhe iza kukhutshwa ebhukwini lempilo lapho uNkulunkulu eqala ukubeka usendo lwabantu emhlabeni yena wabatshela bona baphila ngelizwi lakhe manje ilizwi likaNkulunkulu linjengeketani udlula esihogweni ngalo futhi iketani lalo liqine kuphela lapho elikuthakathaka khona futhi uNkulunkulu ufuna sigcine lonke ilizwi lalo manje lokho kwaku ngokuqala kweBhayibheli ukwephula nje ilizwi elilodwa kwangenisa usendo lwabantu ebunyameni bokufa uJesu weza phakathi kweBhayibheli futhi yena wathi ukuthi umuntu kayikuphila ngesinkwa kuphela kodwa ngalo lonke ilizwi hathi nje ingxenye yamazwi kumbe amajumi ayisifica munwemunye ekhulwini kodwa ilizwi lonke khona njengo-Eva lo-Adam ababe yikho futhi ekugcineni kweBhayibheli isambulo 22:18 yena watsho ukuthi loba ngubani ozasusa ilizwi phandle kwalokho kumbe angezelele elilodwa ilizwi kulo ngakho kungani sidinga ukungenisa phakathi lapho imibono yomunye umuntu ngezinto lapho loku kungumbono kaNkulunkulu ngokwakhe mayelana ngakho ifuna ukuthatha lokhu yena akuthoyo futhi lakho kulotshiwe makuthi lonke ilizwi lomuntu libe ngamanga futhi elam libe liqiniso yikho lokhu okwakuyindaba ngalomprofethi ezinsukwini zikaJeremiya wayengumprofethi wayelelizwi lenkosi futhi lindoda yayizama ukungenisa enye into kukho manje angeke kwathenjwa futhi ngiyafanisela lawa matanka manje kulezi nhlelo esizame ukuzithatha futhi lokuthatha indawo yelizwi likaNkulunkulu lakuqala ngoba kakula okungathatha indawo yalo kunguNkulunkulu ekuqaleni kwakulilizwi futhi ilizwi lalikanye loNkulunkulu futhi ilizwi lalinguNkulunkulu futhi ilizwi lenziwa laba yinyama futhi lahlala phakathi kwethu futhi amaHebheru 13:8 athi yena ungofanayo izolo lamuhla lanini nini singakwesula sithini kulokho kufanele kube liqiniso yena uhleli engofanayo yena ungofanayo kukho konke ukwenza yiso isizathu likukholisa khona lina mabaptisti lamamethodisti lamakatolika lamapresbyterian lokunjalo likholisa lobo bukho kwenye indawo phakathi kuwe umamukele uNkulunkulu mhlawumbe kwesinye isikhathi ngokuhlakanipha mhlawumbe uwazwile amandla kaNkulunkulu futhi uyinceku kaNkulunkulu kodwa lapho ungabuya khona kuNkulunkulu futhi uqaphele indawo yakho kuye njengendodana kumbe indodakazi kaNkulunkulu yikho lokho okuletha lokho kuthaba okukhulu kuwe lokho uNkulunkulu ayekubekile wena ukuba lakho manje siyananzelela kumakho ongcwele isahluko 16 uJesu kazange athi kambani lina kuwo wonke umhlaba futhi lifundise yena wathi kambani lichumayele ivangeli. Ukuchumayela ivangeli, yigu kutengisa amandla kamoya ongcwele. Kambani linakuwa wonke umhlaba futhi likengise amandla akamoya ongcwele. Ngikhuluma lo mfowethu, omunye wabasekeli khona imihlangano yami eIndia. Bombay le phansi South Africa futhi le ndawo ezehlukeneyo lapho ama missionary babelifundise lona njengelizwi kumbe njengenhlakanipho yengqondo kodwa ngolunye usuku emhlanganweni lapho umoya ongcwele wehla phansi sibili sakhe futhi wasindisa inkulungwane ezingamajuma amathathu zabomdabu abagqoka ingubo ekubizelweni kwelathi kanye kuphela futhi khona endaweni efanayo lapho ababemi khona abesifazane bemile lapho ababengaqokanga phose njengalokhu ababeyikho lapho bebuya emhlabeni futhi kuwona lo umzuzu abaphakamisa izandla zabo ukwamukela uKristu futhi umoya ongcwele wehlela phezu kwendawo futhi wasilisa inkulungwane ezingamajumi amabili lanhlanu ngasikhathi basuka ezitulweni zamasondo izihlalo zabalimeleyo futhi lemibhedeni yabagulayo umeya wedolobha wayelami usuku olulandelayo ekhangele kulezo nqwaba ezithwele ngamaveni ezinkulu ezigcweleyo zisehla phansi esitaladini bona abesifazane bemile khonapho bengaqokanga bengakwazi babengaqokanga kodwa khonapho umoya ongcwele ubachaya bona basunga ingalo zabo ukusuka kude phambi kwamadoda abo futhi ngiyamangala ukuthi njani thina eMelika sizibiza ngokwethu isizwe samaKristu futhi lasebukhoneni bukaNkulunkulu futhi umnyaka ngamunye thina abesifazana bethu bahlubula okunenge futhi bekufanele ukuba bagqoke okunenge futhi uba usembatha ngobunenge uKristu yikho lapho lisiba lesazela ngobunenge ngezimo zenu wesinye isikhathi ngiyabona indlela abantu abenza ngayo esitaladini ngiyamangala ukuthi ingqondo zabo zisathatha kuhle sibili kukhangeleka njengokuthi ngabananzeleli lokhu lapho besenza lokhu ukuthi benzani bazenza babe isithiyo kudeveli futhi lokuthumela imiphefumulo esihogweni lokho yikho kodwa umhlaba usekuboleni njengalokhu owawuyikho ensukwini zikajeremiya manje sibuyele ethankeni lamanzi manje leli tanka lamanzi angeke lathenjwa ngoba angeke lizigcwalise ngokwalo futhi kufanele ukuthi ithembele izulu laleyo ndawo ukuligcwalisa izulu lalapho kumbe imvuselelo yalapho ukuba le mvuselelo encane lapha futhi le mvuselelo encane ngale laphana kumbe okunjalo ukuze ligcwaliswe ngakho alingeke lathenjwe angeke lisigcwalise ukungenelisi kwalo lona uqobo angeke likwenze lona futhi kufanele lithembele izulu ukuligcwalisa lona ngakho asinanzeleleni lapho elithola khona izulu lalo lapho elithola khona amanzi alo itank lamanzi abuya evela phezulu kwezibaya amashedi lapho yonke ingcekeza iphephethela kuthuli phezulu lapho kuyagezekela phakathi kwezulu futhi kugelezele phakathi kwetanka itanka elenzwe ngumuntu liba phose njengecibi lengcekeza futhi kuyageza uphahla lwesibaya lapho zonke inyamazana umnuko weguma lesibaya futhi lokunjalo futhi uyehla phansi futhi lo moya uyaphephulela uthuli futhi lezinto esibayeni ngakho-ke izulu laleyo ndawo bese lisiza lapho futhi igezise izulu likususe khona njalo-ke amanzi athathwa ligathi elenzwe ngumuntu adlule ngomlomo wamanzi oyenzwe ngumuntu angene etankeni elenzwe ngumuntu futhi-ke lapho efika lapho angcolile angcole kakhulu ukuthi kufanele ufake ilembu lokusefa kukho kumbe awungeke uwanathe wona manje bona kugeziswa kuvela ephahleni ngegatha elenzwe ngumuntu umlomo wamanzi oyenzwe ngumuntu ungena etankeni elenzwe ngumuntu futhi-ke kanye lesefa enzwe ngumuntu khona ngaphezu kwayo ukubona ukuthi ezinye izinanakazana futhi lezinto azingeni manje siyananzelela kulezi ngensuku ezilutshwane emva amanzi asehleli lapho phakathi kwale eyenziwe ngumuntu inhlangano kumbe itanki lingixolele kulungile emva kokuba sekugezekile inhlobo yonke yesayensi zokukhonza futhi lezinto sezigelezele phakathi kwakho manje siyafumana lapho kuhlala lapho insuku enzilutshwane ayama ukugeleza futhi loba ngubani uyakwazi embalini yebandla lapho uNkulunkulu ethumela ulutho umbiko futhi kuba kutsha kuvela kuNkulunkulu ngakho emva kwempilo yalo umsunguli kumbe loba yini okungaba yikho elimbiza yena umguquli kumbe loba yini elifuna ukukutsho mayelana ngakho emva kokufa kwakhe baya sebenza uhlelo futhi basebenza inhlanganiso futhi besanda ukwenza inhlanganiso ngalokho kuhle kufe khona akuphindi kuvuke njalo kwenzile khona ngakuso sonke isikhathi emuva kufike emuva muva ekupheni inhlonipho kulumpristi wekatolika ohleli lapho uNkulunkulu ehlela ibandla kumbe hatshi ukulihlela uNkulunkulu akaze ehlele ibandla yena akekho kulolo hlobo lomsebenzi yena usekuzalweni hatshi enhlanganisweni ngakho lapho uNkulunkulu eqala ibandla khona ngosuku lwePentecost futhi ke ekucineni khona le Enisia Rome balihlela khona futhi kulapho elalahlekelwa khona ngamandla alo ngakho ke siyabuya phansi enguqulweni yamaLuthela futhi khona kwakuyinto enkulu ilizwi likaNkulunkulu lanikezwa abalungileyo bazaphila ngokukholwa futhi bathi bekwenzile kulokuthi bathathe konke ndawonye bonke babo ndawonye futhi bekamba beqhubeke benza ibandla lamaLuthela bezahlukanisa kuleli qembu njalo ke kwafa ngakho uNkulunkulu wavusa uJohn Wesley kanye lokungceliswa umbiko womsebenzi wesibili womusa futhi kwakuyinto emangalisayo kodwa emva kukaWesley noAsbury balenza inhlanganiso lafa ngakho kwasokusiza amaPentecost kanye lokubuyiselwa kwezipho babe senza kuhle kuyini okwenzakalayo bakwenza inhlanganiso khona futhi khona kwafa khona sibili manje phakathi kwakho konke lokhu uNkulunkulu ulokhu ebiza insali kuzo zonke lezi zizukulwane yena uyakwenza sibili futhi isikhathi sethu sokuphumela phandle sokubuthana ndawonye futhi lokho yikho engikucabangayo osomabhizinisi befu gospel babambe isigaba esikhulu ekudilizeleni phansi imiduli leyo futhi besithi lokhu akula mehluko phakathi kwethu asibuye ndawonye futhi sikhonze uNkulunkulu ngaphansi kwesimiso esisodwa hathi ngaphansi kwenhlanganiso ngakhona kwakuyinhlanganiso bengizasuka kule platform khona manje kangilani okokwenza kanye lakho okuyikho khona kufanele kube yibudlelwano futhi hathi ubudlelwano besivuma nkolo kodwa ubudlelwano kuKristu ngamandla okuvuka kwakhe iyo into eletha impilo iletha ukuzalwa futhi ngaphambi kokuba ukuzalwa kubuye siyananzelela kumele kube lokufa kungakabi lokuzalwa futhi ukuzalwa kumahlikelini kangilandaba kuluhlobo bani lokuzalwa okuyini ngako sesipayeni sengulube kumbe loba ngapi okukhona kumahlikelini futhi kunjalo ngozalo olutsha liyakwenza wenze izinto lezo obungeke ngokuvamileyo ucabange ukuthi ungazenza kodwa lapho usulungele ukufa uthiye lokho oyikho khona ngakho ke uzalwe kakutsha isidalwa esitsha kuKristu Jesu ngakho ke lezi zinto ziyavuleka futhi impilo iba ngumbono omutsha kuwe ngoba usuwamukele umuntu kaJesu Kristu futhi hatshi okwemicabango yabantu kumbe okunye okwesivumankulu kumbe loba laselizwini elilotshiweyo fanele kuphiliswe ngumoya ongcwele kungelandaba ule science yezokukhonza enganani kulele lapho kufile ngaba lengqolo egcwele isandla ngaphandle ize ingene ehlelweni lapho engaphiliswa khona ingqolo kayisoziphili futhi ungaba le degree lobudokotela PHLL loba yini okufisa kodwa ngaphandle kokuthi umoya ongcwele abuye phezu kwalokho futhi akuphilise khona kuwe njenge senzakalo sakho ngokwakho kanye loNkulunkulu khona ke ingqolo kayenzi kuhle ukufunda kwakho kuyize njengalindoda yomlungu yathi ngobunye ubusuku lapha ngamangala kakhulu kulokho konke ukufunda ayela njengoPaul wayemele akhohle konke ayekwazi ukuze afumane uKristu enze izinto lezo yena ayecabanga ukuthi wayengeke azenze kodwa yiyo indlela uNkulunkulu ayenza ngayo yena uyasiyangisa ezinhlelweni zethu zokufunda hathi njengokuthi ngizama ukusekela ukungafundi kodwa ngizama ukulitshela umahluko imfundo ayingeke ilethe impilo thatha umoya kaNkulunkulu ukuletha impilo futhi leyo mpilo akufanelanga iphume nje emvuseleleni yenhlakanipho fanele iphume eBhayibhelini imvuselelo yelizwi futhi ilizwi leli lingelifanayo izolo lamuhla lanini nini futhi lapho lisehla lamuhla futhi liphilise uyathola impumela efanayo owayenzayo kumsebenzi 2 khona kanye uhlezi kunjalo isikhathi zonke futhi kuzahlala kunjalo isikhathi zonke ngoba kungumoya kaNkulunkulu olungiselela umumo uthatha umumo ukwenza izinto Yiso isizathu lina madoda lifundiswa isikhathi zonke. Ngithanda abantwana benyu lapha awu sibili lokho yikho. Ngathokoza ukubona indodakazi yami uRebecca engena phakathi futhi ehlala phansi imizuzu emithwana edluleyo. Abanye benyu lingibonile ngicwayizela owesifazana. Bekuyindodakazi yami ngakho ke wangena phakathi futhi wahlala phansi. Ngifuna ukuthi yena emkele ubhapathizo lukamoya futhi yiso isizathu yena elapha emhlanganweni. Yikho okuyinjongo yawo kuthatha umumo. Njengodokotela Bosworth omdala wayejwayele ukuthi ungathatha iqanda lesikhukhukazi futhi ulifake phansi komdlwane kuzaxaxada inkukhu. Ngani? Ngoba kuliqanda futhi kuthole umumo oyiwo. Angilandaba nxa ungumethodist baptist presbyterian ebumeni oyiwo kuzaxaxada umntwana ozelwe kutsha kaNkulunkulu kungumumo okwenzayo khona kungelandaba iliphi itikiti lenhlanganiso yesonto olalo. Ngangivame ukwelusa inkomo ngananzelela umgcini plaza lapho sizihambisa egangeni phandle kwendawo ezazidlela khona emaplazini futhi sizifake egangeni. Yena wayesima lapho akhangele lapho zidlula esangweni ethangweni lomncele. Wayengakhathali kangako ngemichiso ngoba kwakulayo yonke inhlobo yemichiso eyayidlula lapho. Kodwa kulento eyodwa ayeyinanzelela icence legazi. Kwakufanele ibe luhlobo lwehefodi ngokuzalo kumbe yayingeke ingene kulelo hlathi ngoba ihefodi association leyo edlisa kulelo hlathi. Kufanele ibe lecence legazi okugcina uhlobo lwembewu kuhle. Futhi ngicabanga ukuthi yiyo indlela eza kuba yiyo ngosuku lokwahlulela. Yena akayi kungibuza uba ngingumethodist, baptist, pentecostal kumbe presbyterian. Kodwa yena uzakhangela icence legazi. Lapho ngibona igazi ngiza kwedlula iyona into. Ngakho siyafumana ukuthi lawo matanka amanzi emva kokuhlala lapho kwesikhatshana ayabola futhi wona angabesaba mahle futhi kube sokusiba ke futhi kuba likhaya lamaxoxo lemipankwa lezinyoka lezinanakazana lamagcikwane futhi lani okunye ngoba yisimo sokubola esifuqelwa kulo. Ungacabanga kugezwa ophahlento esibaya kumbe phezu kwendlu eduzane lesibaya kumbe loba ngaphi ingcikeza engabe ikhona inhlobo bani yezinanakazana futhi lamagcikwane lakho konke okugelezela kulelo tanka lamanzi. Manje kungumzekeliso opheleleyo waloba yiluphi uhlobo lwenhlelo enziwe ngumuntu. Yena uyisehluleki kwasekuqaleni, yiso isizathu efuna umsindisi. Wayengeke azisindise ngokwakhe yena, angeke enze ulutho ngakho. Yena ulahlekile kwasekuqaleni, yena uzelwe emhlabeni egcwele isoni, uza emhlabeni ekhuluma amanga. Yena ungumqambi manga okokuqala, ngakho angazenzela kanjani loba yini ngokwakhe? Angakwenza njani umuntu ongcwele? Akula muntu ongcwele, akula bandla elingcwele, ngumoya ongcwele. Hathi ibandla elingcwele abantu abangcwele, kungumoya ongcwele phakathi kwabantu, yikho lokho okuyikho. Amen. Hathi intaba engcwele lapho uPetro labanye bama, intaba yayingekho ngcwele kodwa kunguNkulunkulu ongcwele osentabeni leyo owayenza yaba ngcwele. Hathi umuntu ongcwele kungumoya ongcwele usetshenziswa kulowo muntu okuyikho okwenza abe ngcwele. Hathi umuntu kodwa umuntu kamoya ongcwele ngakusuye umuntu ngoba yena ungumuntu nje zalelwe esonweni wabunjwa ebubini wabuya emhlabeni ekhuluma amanga. Loba yiluphi uhlelo olwenziwe ngumuntu luya gcina kulokho. Yena uyampuphuthekisa linto kwabakhaliphileyo, amehlo akhaliphileyo lokho abakucabangayo. Ngingo webandla ibizo lami lisebhukwini, ngenze lokho kubaba wami wayeyilokho futhi lokunjalo. Lokho kuzwakala kukuhle okuyikuthi kunjalo, akulalutho lokuphikisana lakho. Kodwa loba kunjalo mngani, uJesu wathi ngaphandle umuntu azizalwe kakutsha angeke abone. Ngitsho ukubona lapho akutsho ukuthi uyabona ngamehlo akhe kodwa uyazwisisa umbuso wezulu uze uzalelwe phakathi. Ubengakwenza njani lumvangeli wombaptist? Yayingakwenza njani leyo ndoda ema lapho futhi yacothoza futhi yenza inhlekisa ngakho? Bona akula lutho phakathi kwakhe olungakwamukela khona kodwa uNkulunkulu wayefanele akwenze khona. Bona uNkulunkulu wamupha umoya ongcwele. Yena watshengisa ukuthi lokho kwakungayisikho ukuzenzisa. Leli yilizwi yena ulizwa kuphela ngomkhumbulo wesikolo futhi bayazama ukuthatha zonke izibusiso zikaNkulunkulu futhi bazibeke osukini olwedlulayo. Umthumayelo omncane weBaptist lapha kungasikude ohleziyo khona manje lapha lokhu kusa futhi kwabuya kimi futhi yena wathi, bowethu Branham kulento eyodwa oyenzayo engalunganga ngathi akungisize futhi yena wathi wena ngicabanga wena uqinisekile futhi ngumuntu olungileyo kodwa ngathi ngiyabonga nomzana wathi kodwa kulento eyodwa oyenza kuyo ngathi ngithemba inkosi nje izathola into eyodwa embi futhi wathi awu kule lokho yikho okwenzayo okubi wathi uzama ukungenisa emhlabeni intshumayelo yesipostoli futhi wathi intshumayelo yesipostoli yagcina ngabapostoli ngathi njengombhaptist kumbhaptist zathanda ukukubuza umbuzo wathi ini ngathi uyakholwa ilizwi likankulunkulu iphefumulelwe ingxenye inye layinye yalo wathi ngani isibili ngathi ngakho-ke yena wathi ungangezeleli ilizwi elilodwa kumbe ukhuphe elilodwa ngoba ngasengisithi-ke ngiza kutshengisa lapho isibusiso sabapostoli esabuya khona ebantwini ngesithembiso sikankulunkulu manje wena ungitshengise lapho isithembiso sikankulunkulu futhi lalapho esasuka khona ebantwini bona nga ungeke ukulethe lokho elizwini ngakho-ke khohlwa mayelana ngakho bona ngathi ngoba silokhu siqhubekela phambili yena akazange watsho ulutho okwemzuzu emlutshwane futhi ngase ngisithi awu manje-ke mfowethu ngizathanda ukukubuza lokho petro wangenisa umbiko wesipostoli ngosuku lwepentekosti futhi siyakwazi sonke lokho kuliqiniso ngoba yena wayelezihluthulelo zombuso lezo uJesu ayemnikeze zona futhi manje khangela lokhu yena akutshoyo yena wathi phendukani wonke munye wenu futhi libhabhathizwe ebizweni likaJesu Kristu ekuthethelweni kwezono futhi lizakwamukela isipho sikamoya ongcwele ngoba isithembiso ngesenu lakubantwana benu futhi lakubo bonke abakude labo bonke inkosi uNkulunkulu wethu eza kubabiza ngakho-ke nxa kule ndawo lapho yena akususa khona ngakho kuyini okwenzakala emazwini kaPetro ngosuku lwePentecost bona hatshi akuzange kuphele wundlu elifayo elithandekayo gazi lakho eliligugu lisoze lalahlekelwa ngamandla alo kuze kuthi lonke ibandla likaNkulunkulu elihlengiweyo lisindiswe lingabe lisona njalo manje-ke ngenhloniphekayo ingoma emnandi ngizahlabelela amandla akho okusindisa lapho lolu limi olukhuluma ngokunyenyeza langokugagasa luyalala luthule ethuneni nkulunkulu ngisize ngikukholwe lokho futhi ngibambelele kukho njalo sonke thina futhi sime ngakho ngoba kuliqiniso levangeli yebona umzana umuntu ohlakaniphileyo akufanelanga akhangele lezi zinto futhi esazi ukuthi aziyi kusebenza kazikazi zisebenzi inkolo ehleliweyo futhi lesenzakalo esihleliweyo asisoze sisebenze ebukhoneni bukankulunkulu kufanele kubuye kungaxutshaniswanga kuvela kunkulunkulu kakukaze kusetshenziswe nguNkulunkulu akula sikhathi esedlulayo leso uNkulunkulu owake wasebenzisa inhlelo enjalo manje wena uyathola amalunga futhi lezi zinto ezinjengalokho kodwa ngitsho imbewu kaNkulunkulu eqotho isibusiso esinjengaleso esehla osukwini lwePentecost kasibuyi ngenhlanganiso sibuya ngokuzalwa ukuzalwa kutsha siyanxuswa ukuthatha u-Israyeli abe ngumzekeliso lowo ababe yiwo nanzelela bamtshiyile yena umthombo wabo ophiweyo futhi bazakhela ngokwabo wona amatanka amanzi ungakucabanga into lapho umuntu esemthonjeni ompopozayo enathi futhi-ke ebesefuna ukuzenzela yena itanka lamanzi boni ukunatha kulo manje-ke yikho umprofeti akutshoyo lokho ilizwi likankulunkulu elakutshoyo yikho lokho uNkulunkulu akutshoyo kumprofeti lingitshiyile mina futhi langitshiya mina umthombo wamanzi aphilayo futhi lazakhela ngokwenu amatanki amanzi lawo avuzayo futhi ayavuza wona bona enye into babefuna enye into abangayibusa kumbe ukutshengisa lokho bona ababekwenzile yilo iphutha lenkolo yenhlanganiso ihlezi izama kokuphela kufanele babe lenye into kukho ngokwabo kufanele babe lazo zonke lezi nhlelo futhi imiphakathi futhi lezinto futhi mina ngingo walokhu manje kulokuba ngabantwana abazehlisileyo bakankulunkulu bafuna into bona abangayengisa ngokwabo kulokuthi bachiye uNkulunkulu akwenze khona ngendlela yakhe babefuna ukwenza ngendlela yabo futhi yiyo indlela inhlelo esibambe ibandla lamuhla hathi inhlelo ngayinye omunye ukufuna ngalindlela omunye ukufuna ngaleyana indlela nxa ungumethodist kumele kube ngalindlela umbaptist lindlela umpresbyterian umkatolika loba yini njalo bale nhlelo zabo akula lutho olumelana lalokho kodwa lokho kayisikho engikukhuluma mayelana ngakho umuntu ufuna indlela yakhe yokwenza ngayo futhi uNkulunkulu ule ndlela yakhe yokwenza ngayo futhi yena wathi libambele kweyenu indlela itanka lamanzi elivuzayo ukuthi lingayivuli indlela yami indlela yempilo futhi yiyo into efanayo njengoba kuyikho lamuhla khona nje akuchiyananga la kancane cabanga kunganani ubula bendoda echiya umthombo ompompozayo wamanzi agcwebekile ahlanzekile ephuphuma futhi ke ufuna ukuhamba etankeni elivuzayo azinzile lona futhi azigebhele ngokwakhe umthombo kanye lengcikeza ephezulu kophahla besibaye uthela phakathi kwawo ngakho ke ubusunatha kulokho kukhona sibili okuphambanisekileyo ngokwengqondo kulowo muntu futhi lapho umuntu ezabambelela engqondweni yobufundisi ngombhalo kulokwamukela umoya ongcwele lo oqinisa umbhalo awenze ubeqotho kuwe ikhona into ephambanisekileyo ngokukamoya kulowo muntu lokho yikho kanye sibili umoya ongcwele munye ngamunye ule ncazelo yebhayibhili yawo lokho abakucabanga ukuthi kuyikho unkulunkulu kadingi usizo lwakho unkulunkulu kadingi incazelo yakho unkulunkulu ngumcasisi wakhe yena unkulunkulu wenza ukucasisa ngendlela yena indlela yena athi yena uza inkosi yathi ekuqalise kakube khona ukukhanya futhi kwaba lokukhanya lokhu kakudingi incazelo yikho unkulunkulu akwenzayo yena wathi intombi izakhulela yona yakhulela lokho kakudingi incazelo yena wathi uzathulula umoya wakhe phezu kwenyama yonke yena wakwenza lokhu kakudingi incazelo unkulunkulu uyacasisa ilizwi lakhe yena ngokuliqinisa lona lokulibonakalisa lona lokulifakazela lona yiyo indlela umprofeti ayetshengiswa ngayo ukuba ngokankulunkulu yena wathi nxa ekhona oyedwa phakathi kwenu ongokamoya kumbe umprofeti mina inkosi ngizazenza ngokwami ngazakale kuye ngemibono ngikhulume kuye ngamaphupho futhi lokho akuchoyo kuyagcwaliseka ngakho ke limesabe yena kodwa nxa kungenzeki lingakwenzi into efanayo lapho unkulunkulu ekhuluma ilizwi lakhe futhi indoda ithi ilizwi liyilokho futhi kwenzakale ngaleyo ndlela ngakho ke ngunkulunkulu okwenzayo kodwa nxa yena esithi kungale indlela futhi insuku sezedlula ngani kuthatha konke yena ufinyelelisa isinkwa sokulamba esandleni sakhe ebantwaneni futhi abesebathathela futhi bona belamba kungani ufuna ukunatha etankeni lamanzi lapho umthombo opompozayo ukhona uyini umthombo wempilo ke manje uyini umthombo wempilo umthombo wamanzi aphilayo umthombo opompozayo sizawufanisa lawo manje ke ngifuna ukuthi linanzelele umahluko phakathi kwetanka lamanzi futhi lo mthombo wamanzi aphilayo umthombo ompompozayo futhi le tanka lamanzi elidala elivuzayo phandle le ligcwele izibungu imipanko amaxoxo amagcikwane lani okunye bona futhi nanku umthombo ompompozayo manje ke khangela lokho uyazisekela wona ngokwawo awudingi ukuba lenhlelo ezinkulu futhi ulethe imali eningi phakathi kwawo awudingi ukujoyinisa amalunga amaningi uyasekela amalunga awo umoya wempilo phakathi kwabo usebenza nanzelela amanzi aphuma evela kuwo matsha agcwebekile futhi ahlanzekile hathi itanka into engageleziyo leyo egqitshwe ngemfundiso ezimashumi amane amashumi amahlanu emicabango ejiyeneyo zisithi lokhu kulungile lokhuyana kulungile futhi lalumbono futhi bavote njalo babizele futhi njengalokhu besenza futhi ke bese besenza inhlanganiso yesonto ngakho kucwebekile futhi kuhlanzekile ilizwi likaNkulunkulu elingaxutshwanisanga livela esandleni sikaNkulunkulu ngumthombo sibili ompompozayo nanzelela imfihlo yamandla awo angaphakathi kwawo abantu abangeke babufumane khona uhlobo lomfutho ngaphansi kwabo okwenza ufuqele phezulu ngiyakhumbula lapho ngivame uku ngangingumlondolozi kahulumende wezinyamazane zeganga wase-Indiana ngangijwayele ukudlula e-Harrison County umthombo othile isimpomposi kwawuhlala uxaphazela kokuphela futhi nje kwakukhangeleka njengokuthi kwakuyinto edabulileyo kakhulukazi loba iqwa lalikhona phansi ungqaqwane womile kwakuqanda kanganani wawulokho uxaphazela lapho amaciba amadala enziwe ngabantu lamatanka kanye lamaxoxo futhi la yonke into kwakuphandle le sokuwomiswe ngumqando kuqinile futhi lokho kuyatshengisa ukuthi noba yiphi inhlanganiso yesonto ngokuswelakala okuncinyane kukamoya kumbe inguquko encinyane yomumo yoma ngumqando kodwa umthombo ompompozayo kaNkulunkulu yena uya yena ungofanayo izolo lamuhla lanini nini gcina zonke izinto ziqaphazelwe phandle kwawo futhi ufuqelwe phandle kwawo futhi akula lutho phakathi lapho okokuqala futhi lapho loba yini okungena phakathi kwawo kuyafuqela phandle kwendlela leyo nto ekade ixaphazela phezulu njengalokho futhi ngahlala phansi lapho ngolunye usuku ngacabanga ngiyakholwa ngizakhuluma lo mthombo lo okwesikhatshana nje ngakhupha ingwane yami futhi ngathi kuyini ojabula ngakho kangaka kuyini oxaphazela ngakho mhlawumbe kungenxa yokuthi amadiye anatha kuwe kanye ngesikhatshana nxa wawungakhuluma wawungathi hatshi ngathi mhlawumbe kungenxa yokuthi nginatha kuwe hatshi lokho kakusikho khona ngathi awu kuyini okukwenza ucwebeke uhlanzekile kakhulu ngakho kuyini khona okukuxaphazisayo lokhu okukwenza wena uxaphaze ucwele intokozo sonke isikhathi futhi kakulanto engakomisa ngomqando untshazela phezulu emoyeni futhi kakula lutho amanzi ahlanzekileyo nxa wawungakhuluma lami uyakwazi ukuthi umthombo lo wawungabe uthe wawuza kuthi mfowethu Branham kayisimi engixaphazayo ngenye into ngemva kwami iyangixaphazisa futhi yiyo indlela okuyiyo lelo libala elingasilutho kodwa liyakwazi lokhu engikutshoyo futhi yiyo indlela okuyiyo kanye ngesehlakalo sozalo olutsha awungeke ukuthwale khona ngumthombo wamanzi ngaphakathi kwakho uxaphazela phezulu empilweni engapheliyo bona kulenye into mayelana ngakho ongelalutho lokwenza ngakho amatanka enzwe ngabantu angawoma ngomqando futhi wona ecele imvuselelo layo yonke into kodwa umuntu ongaphansi kwalowo mthombo ephila kulowo mthombo kulusuku lobu busuku hathi akudingi ulindele izulu laleyo ndawo futhi le mvuselelo zalapho ugcwele khona iza kumnika umthombo wokuphila phakathi kwakhe uxaphazela phezulu kulenye into phakathi kwawo entsha insuku zonke ecwebekileyo futhi ehlanzekileyo kulilizwi likaNkulunkulu elingaxutshwanisanga phakathi enhliziyweni yakho futhi lemlonyeni liziqinisa ngokwalo lizikhulumela ngokwalo kangilandaba ngabe lisina ngabe kulo ngqwane umhlobo bani womkhathi okuwena ulokhu ujabula ngoba umoya ongcwele ulapho exaphazela phezulu kungamandla afihliweyo nanzelela imfihlo yawo uphakathi kwawo uyazinikeza wona ngokwawo ngokukhululekileyo kubani lobani lo ozanatha futhi asebenzise ingcebo yawo manje kawuphonguthatha uthi awu manje sokufanele nje ngihambe kubandla le-methodist ngoba ngingu-methodist okwemvuselelo ngimele ngiye lapha kodwa nxa ngimele ukuya kuma-pentecostal ngoba ngingumvuseleli we-pentecostal ngiyalitshela lapho uthola lowo mthombo kwamanzi umpompozela phezulu mthombo lo lapho unatha lapho kakula mehluko uyanika loba yini oza lapho uyafisa ukupha ithemba lempilo kumkatolika kumprotestanti kumjuda kongakholwayo kumbe loba ikuyini okuyikho ngeqiniso ulento phakathi kwakho leyo ekwenzayo yona uyananzelela enye into mayelana ngakho awudingi ukuwupompa awudingi ukuwudonsa wona futhi lokuwapompela phezulu ngibone okuningi kwalokho kuze kungikholise ukupompa ulutho ukukhalisa imusic futhi lokweqa phezulu futhi laphansi kumbe okulotshiweyo okuningi phakathi edolobheni futhi lezibonakaliso ezinkulu indoda yehola kule ndoda eyodwa kuphela yehola futhi lo ngujesu kristu onguye ofanayo izolo lamhla lanininini kulesithunywa esizodwa kuphela sivela kunkulunkulu futhi ngujesu kristu yebona umzana akudingi ukukupompela phezulu lokho kumbe ukukudonsela khona phansi kumbe hatshi awudingi ukukujoyina khona uyakuthatha nje khona ngokukhululekileyo amen ngingumthombo wamanzi aphilayo ngingitshile mina ukuyazenzela ngokwenu amatanka manje awudingi ukuwupompa wona ukuwudonsa wona lokuwujoyina wona ukuwugebha wona akula okunye udinga ukunatha kuwo ngokukhululekileyo awudingi loba yisiphi isayensi yezenkolo eyenzwe ngumuntu ibe lilembu lokusefu futhi ukukutshela ukuthi ikuphi okudlula lokho lokuthi kwenzeni khona kakula okuthile kwesayensi yezenkolo ezenzwe ngumuntu okohlelo lwemfundo ethile inkolo yokulunga ukuzenzela kulokho kumbe itanka elithile lohlelo lwenkulu kawukudingi khona kakudingi kube lapho uyabeka ilembu phezu kwalokho kuyaliphosa phezulu emoyeni awula lutho lokwenza kanye lapho wona uyazisekela ngokwawo ngamandla kankulunkulu empompozela empilweni kungani ukuthi umuntu uthiya into enjengaleyo kukujoyina phakathi kohlelo kwedlula lokhu engingakutho kawudingi ngitsho amalembu okusefa kawudingi wona awudingi ukwethembela ngezulu laleyo ndawo ukuba ugcwaliswe ugcwele sonke isikhathi amen umuntu Ngiyabezwa besithi ngihlulukelwe lamuhla omina. Oh, ngiyathokoza ukube ngiphila ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ngabe izinto zihamba kuhle kumbe zingahambi kuhle, yena uyimpilo yami. Amen. Yena uyimpilo yethu. Yena uyimpilo, impilo eyandileyo. Yebo nomzana. Futhi khangela lokho okusenzela khona thina. Amandla awo futhi lokucebeka kungaphakathi kwawo akudingi kupompa okuvela etankeni lamanzi kumbe loba yipi enye inhlelo. Omunye umuntu uthi, awu, yiliphi ikhadi lakho lobudlelwano? Basibone nxa ungumbaptist olungileyo, ngiza kubona nxa ule khadi. Kumbe umpentecostal olungileyo, nxa ungu-oneness, two-ness, three-ness, kumbe loba yini okunye. Bona khona kawudingi ngitsho ukuqala ukontshelwe amanzi, uhlala njalo uhamba kokuphela. Yebo, ngiyazi. Ngangijwayele ukuba lalelo tanka elidala, ngangimele ngilithela amanzi phansi lapho, futhi ngipompe ngepampu endala ehotshayo ukuba ngiwakhuphe lapho. Ngiyazi, ngithele amanzi phakathi kwayo, futhi ngithele izibungwana lezinto phakathi ukuwupompela phandle izinanakazana futhi lezinto. Iyo nje okuyiyo indlela yezinye lezi izimvuselelo zezinhlelo. Kodwa bonga uNkulunkulu kulo mthombo ogcwele ngegazi, lapho izoni eziciliswa ngaphansi kokuphuphuma. Ngawenza amalunga ebandla, wenza amaKristu ngabo lapho besiza kulowo mthombo. Kungani uchiya umthombo wamanzi aphilayo unatha ecebini lengcekeza njengaleli? Akula kupompa, amandla awo angaphakathi kwawo. Awudingi ukuqala upompelwe. Yebo nomzana, ngoba wona qobo lwawo, impilo yawo, uqobo ingaphakathi kwawo. Yiyo indlela imbewu kaNkulunkulu isenhlizweni yomuntu. Impilo kaNkulunkulu ingaphakathi komuntu ngamunye, hathi ebandleni, phakathi kwakho, iphakathi kwakho. Kunguwe olembewana yempilo phakathi kwakho. Ukunambithi okukodwa nje kwakho kusuthisa zonke iinhlobo zabafundisi bebandla. Buza umpriest weKatolika, buza umbaptist, loba kuyikuphi. Ukunambitha kanye nje kwalawa manzi amakhulu amatsha ampompozayo, ngiyakutshela kuyasuthisa ukuthi kuliqiniso. Umphefumulo wakho olambileyo loba njani, kuyasuthisa. Kowomileyo loba njani. Manje nxa ungawomanga, lo mbaptist omncane ube ngomanga okokuqala, kodwa lapho esoma amanzi anambitheka kamnandi sibili. Lokho yikho, kodwa kufanele uwome ukoma okubusisiweyo njengoJesu wakubiza. Lokho kungobusisiweyo lapho ulambela futhi uwomela ukulunga, ngoba uzakusuthiswa. Amen. UJesu wakukhuluma lokho mngane. Yebo nomzana, kungumthombo obusisekileyo kwabawomileyo. Kungani loba ngubani afune ukutshintshanisa leqaphozi? Ungathanda kanjani ukutshintshanisa umthombo ompopozayo lamanzi eqaphozi egcwele izinanakazana futhi lokonakeleyo kwenhlobo zonke zengcazelo ezenziwe ngumuntu? Lokhu uNkulunkulu atsho ukuthi ukwengeza okukodwa elizwini lakhe kumbe ukuphungula elinye lamazwi akhe, ingxenye yakhe yonke iza kukhutshwa ebhukwini lempilo.
Futhi lapho uNkulunkulu ethembisa ukuthi ye uzaqinisa ilizwi leli kuso sonke isizukulwane, ngoba isithembiso ngese nabantu anabe nalabo abakude, labo bonke inkosi yethu uNkulunkulu eza kubabiza.
Kungani upompa ngepampu yohlelo ewonakeleyo okweminyaka kuvela kweyinye imana endala? Mhlawumbe imana yayilungile, akula lutho lokumelana lakho ezinsukwini zikaMartin Luther, ezinsukwini zalokhu, futhi izinsuku zalokhuya, futhi labanye abaguquli, akula lutho mayelana ngakho. Kodwa leyo yimana eyawayo isikhathi eside esedluleyo. Nxa sinanzelela eBhayibhelini ukuthi kwakufanele bayidobhe nsuku zonke, kwakufanele bathole entsha emva kokubana isindala kancinyane yayibole, yayingeke ibole ingazange ihlephukele phansi, fanele ibe legcikwane phakathi kwayo kumbe enye into ukuyenza ibole. Siyakwazi lokho, kunjalo futhi kunjalo ngezinhlelo. Emva kokubana isihlezi lapho kusuka kwenye imvuselelo enkulu kusiya kweyinye, futhi iyonakala futhi ibe isigcwala izinanakazana, futhi njengetanka eliyigcwele oshobishobi, njengalokho esasivame ukukubiza izinanakazana ezincinyane ezindala lezo ezazishobashoba phakathi lapho. Futhi lolo yilo uhlupho kanye lezenzakalo zabantu abaningi lamuhla. Bona bagcwele nje oshobishobi, beshobo shoboza besuka kwelinye besiya kwelinye, futhi lomunye kusiya komunye, ekhuluma inganekwane lezo ezingelalo iqiniso phakathi kwazo lakancane. Lokho yikho beshobiza phandle komunye besiya komunye. Ngangingu-Methodist sengaya joina i-Baptist, ngangingumkatolika ngahamba ngaya kuba yilokho, ngahamba ngaya kuba yilokhuya. Kungushobishobi nje okholo into yonke futhi ubuye emthonjeni. Amen. Umthombo ompopozayo ubukho bukaKristu obuhleli buphila. Ngiyamkholwa yena ukuba ungumthombo wempilo ongapheliyo. Uzuza okuningi kuye, kuba kutsha ngamandla futhi ngamandla kuqanda futhi kuba ngcono futhi kunambitheka mnandi kakhulu. Bengimkhonza yena manje okweminyaka engamajuma amathathu lantathu, futhi usuku ngalunye lukhula mnandi kakhulu kulalokho abekade kuyikho usuku olwedluleyo. Angaze yena wathi, awusoze wome nxa singanatha kulawo manzi. Nanzelela kukhulu ngakanani. Oh, u-Israyeli wenza njengabaningi abakwenzayo lamuhla, bachiya umthombo wamanzi aphilayo, bayazigebhela ngokwabo amatanka amanzi. Manje sikhuluma ngomusa nje okwesikhatshana okuyikho umusa kaNkulunkulu. Sile mithetho futhi le mithetho kamasipalati kuthi nxa wena ungalinganiseki kuze kube yilesi isigaba, ngilesi godo sokulinganisa esenkulu, nxa ungazilinganisi nje laso kumele ukwenze, awungeke ungene phakathi futhi lokunjalo. Kodwa uNkulunkulu usindisa ngomusa hatshi ngesigodo sokulinganisa. Boni, kodwa uNkulunkulu ekhuluma ngomusa manje ukuthi lokhu kwenzakale kanjani ukuthi kuthathe indawo sinathe kuvela kuye, kuvela esigodweni lesi sokulinganisa. Ukungunguna u-Israyeli ongungunayo, khangela yena wathi futhi ngiza kulivakatshela njalo. Nanzelela embhalweni, nanzelela yena uza kuba vivinya bona ukuba vakatshela njalo. U-Israyeli ongungunayo elwandle olubomvu kwanxuswa ukulandela yena, badlule emanzini abolileyo aseGibhithe ukuba ngabantu abakhululekileyo. Babeyizigqili bona, banxuswa ukubuya ukuba ngabantu abakhululekileyo kanye la baphuma khona elwandle olufileyo, ulwandle olufileyo, ulwandle olubomvu. Bengizama ukutsho baphuma kukho lokhu ukuya enkangala ukuletha ukwahlukana phakathi kwabo labalingiseli ababezama ukulingisela khona bengela ukusokwa. Oh, yikho lokhu okwabangela uhlupho. Munye lamunye wabo babhubha phakathi kumbe phakathi elwandle. UFaro lebutho lakhe babona abantu behamba ngamandla edlula imbewu, baphenduka khona futhi bazama ukulingisela lokhu bengazange babalwa esibusisweni. Futhi lapho bekwenza babhubha kuyikupanisela ngokwenyama. Indoda ezama ukwenza lokhu izama ukulingisela enye into. Ngakho-ke yena wenza ukufanisela ngokwenyama umKristu oqotho. Umfowethu ongumIndiya lapho uyakwazi lokhu, woza eBombay futhi uzabona abantu lapho amaHindu lokunjalo belele phezu kwezicitsho futhi laphezulu behamba phezu kwengilazi futhi futhi behamba emlilweni betshengisa lokhu bona abangakwenza futhi le zinto ezinje. Lokhu yikulingisela okwenyama okomunye umuntu emuva eguswini lapho wenza lokhu emhlatshelweni kaNkulunkulu wakhe. Siyakufumana lokho phakathi kwempilo yonke yezenkulu, ukulingisela okwenyama omunye umuntu ezama ukuba njengomunye. Kulo mzekeliso wodwa kuphela okumele ube njenga lokhu yikufana lo Jesu Kristu owayelilizwi, futhi-ke lapho ilizwi likaNkulunkulu libuya kuwe liza kuba ngendlela efanayo. Kodwa uNkulunkulu wabakhokhela khona ezweni lesithembiso, loba kunjalo bafumana njalo lonke itanka lapho beqala enkangala ehambweni labo. Manje emva sebeza hlukanisile bafumana ukuthi lonke itanka lalomile kubo. Futhi uzakuthola into efanayo mfowethu, lapho uqala lolu hambo usiya ezweni lesithembiso uzathola iminyango ivaliwe, njengalo umthumayeli omncane wathi umAnglican kumbe loba yini yena ayeyikho. Futhi into yakuqala liyazi ibandla lakhe lamkhuphela phandle, bona khona kuphela nje wayela baningi abamkela umoya oyingcwele. Lokho kwaba yikuphela kwakho. Futhi thina lo Israyeli bathola into efanayo njengemizekeliso ohambeni lwabo besiya ezweni lesithembiso, amatanka wonke ayewomile. Yebo, uhambo lwabo ekulaleleni ilizwi lakhe lesithembiso, uhambo lwabo ematankeni bathola ewomile. Manje bathola itanka, amatanka ayengeke athenjwa ohambweni. Futhi nxa uza kuhamba ekulaleleni ilizwi likaNkulunkulu futhi uzame ukujoyina lokhu futhi ujoyine lalokhuya, uza kufumana ukuthi akulatanka emhlabeni eliza kusekela khona ngitshola kancane wena ungumuntu ngamunye uNkulunkulu uyakukhokhela ngendlela yena afuna ukukukhokhela ngayo ngakho ke sesithole into efanayo lamuhla futhi wonke amatanka womile kodwa isithembiso ziliqiniso zonke isikhathi kuNkulunkulu ozagcina isithembiso sakhe ebantwini bakhe yena wathembisa ukunikeza bonke ababekudinga ngakho yena wakwenza lokho phakathi kwakungelalutho amatanka womileyo cabanga ngakho nje ukuthi uIsrayeli osolayo phakathi enhlane ekuhambeni lwabo yena wabiza inceku engumkhokheli yakhe umprofeti uMose wambizela eceleni futhi wavula umthombo wamanzi aphilayo ngasedwaleni elatshaywayo ukuze abantwana bakhe abakholwayo bangabhubhi kulolu suku olukhuluma ngomusa kimi thina kasifanelanga indlela leyo esenze ngayo indlela leyo esiphile ngayo thina kasifanelanga kodwa uNkulunkulu kulolu suku njengakhona la lokhu kusa khangela kuma-Methodist Baptist Presbyterian Katolika futhi lakho konke yena use vule umthombo amaHebheru 13 ayakutshengisa lokhu ukuthi yena ungofana izolo lamuhla lanini nini ngakho kukwenza iqiniso uJohane 3:16 ngoba uNkulunkulu wawuthanda kangaka umhlaba ukuthi yena wanikela indodana yakhe ezelwe yodwa ukuthi loba ngubani okholwa yiyo engabhubhi kodwa abe lempilo engapheliyo futhi waphakanyiselwa isizathu esikabili ngoba abantu babe ngunguna futhi besenza isono futhi balunywa zinyoka futhi ba besifa futhi okokuxolelwa kwezono zabo futhi lokusiliswa kokugula kwabo futhi lo yiwo umthombo ofanayo ovule gileyo kithi lamuhla kukho ukusindiswa kwethu lokusiliswa kwethu ukusiliswa kwenyama ngoba yena ungofana izolo lamhla lanini nini futhi lapho idwala le elatshaywayo ngelizwi elathenjiswayo likaNkulunkulu lalilayiwe la limpompoza amanzi acwebekileyo ahlanzekileyo hatshi hatshi amileyo hatshi awonakeleyo kodwa ubukho bakhe uNkulunkulu amanzi acwebekileyo futhi asindisa bonke labo abanathayo manje siyakwazi lokho ukuthi kuliqiniso ngoba sikubalile eTestamenteni elidala njengomfanekiso manje bekungadingakali ukuthi ukudonse ukupompe ukujoyina uye seminari ukuze ufundele ukuthi usetshenziswa njani baza kutshela wena indlela yokusebenzisa khona le bona okuhle wena nxa wena usiwamukele umoya ongcwele siyakukholwa lokho kodwa ukuze ukwenze khona ngale indlela kodwa uyabona kakulandlela yokubusa kawusebenzisi umoya ongcwele umoya oyingcwele uyakusebenzisa wena bona kawumelanga usebenzise umoya ongcwele umoya ongcwele ukufumene isipho kayisiyo enye into oyithathayo njengenqamu futhi ubusu baza impenseli ngayo ikuzinikela ngokwakho kuNkulunkulu futhi ubusu zisusa ngokwakho endleleni ukuze umoya ongcwele akusebenzise nanzelele abazange badinge ukuwupompa kumbe ukuwudonsa kumbe abazange badinge ukubuza manje siwasebenzisa njani lawa manzi ngoba babesazi ukuthi bawasebenzisa njani babewomile babesazi okokwenza ngawo futhi kunjalo ngendoda kumbe owesifazane ini kungenani yisiphi isivu makholo kumbe inhlanganiso yesonto angena kuyo nxa yena ewomele uNkulunkulu yena kadinga ukugijimela eseminari njengalo umfo wethu we-Anglican akwenzayo kumbe umfo wethu ongumbritish ubusuku obedluleyo edinga ukubuyela futhi abuze kwenziwa njani ubandla lama-Anglican ukuthi kufanele asebenzise njani lesi sipho esikhulu leso alaso ukukhuluma ngendimi lokuthi kumele enze njani lokho bayamkhahlelela phandle okokuqala bona yena wayewomile ngakho uNkulunkulu wayesemgcwalisa nje yikho kuphela okukhona kukho yikoma futhi ke yena uyagcwalisa nje awudingi ukuwubusa omunye umuntu akutshele okokwenza ngawo uNkulunkulu uyakhokhela umuntu ngamunye ngendlela yena afuna wena uyenze wena ungumuntu ngamunye ngokwakho uyingxenye kaNkulunkulu akula muntu ongathatha indawo yakho futhi akula indlela omele uhambe komunye umuntu futhi uthi manje sokumele ngenze lokhu kanye lakho kumbe kumele ngenze lokhuya kanye lakho hatshini umzana uNkulunkulu ukusebenzisa indlela leyo yena ayifunayo lapho uwomile wazi okwaneleyo ukuthi unathe futhi nxa womile lokho kusa natha ku yikho kuphela okufanele ukwenze. UNkulunkulu wayenikeze indlela ekomeni kwabo. Abantwana abomileyo bahlanganyele kuye ngesihle. Futhi uNkulunkulu usenikeze indlela kuyo yonke indoda. Kulo wesifazana lokugusa, lo olambela, lo womayo. Mhlawumbe kulabantu abahlezi lapha abakaze basindiswe. Kulabantu abahlezi lapha abasemkhawuleni wokusindiswa. Kulabantu lapha abahlezi lapha njengamalunga ebandla. Ufuna ukwenza okulungileyo kodwa unatha etankeni. Kabasoze balitshele lawo amaqiniso. Into kuphela ukubuya ikuthatha isithembiso sikaNkulunkulu ukuthi ubuye kulowo mthombo. Ngakho-ke yena uzaqeda ukoma. Lo onatha kulo mthombo akasoze ome njalo. Nanzelela manje yena wabakhulula kanjani. Kanjani abakhe labo abemkela amanzi lawo kumusa futhi hathi ngohlelo kumbe itanka lezemfundo. Yena uyaqinisa ilizwi lakhe umthombo onikeza impilo. Bangaki phakathi lapho abakwaziyo lokho ukuthi lemkela impilo lapho uthatha ilizwi lelo futhi lamanzi akhe uyakwazi nje ukuthi wemkele impilo. Asithatheni awo okwesibonelo omunye nje umzekeliso kumbe emibili futhi ke sengizavala ngesikhatshana nje ngifanele ngibe naleso sikopela kwenye indawo kodwa nanzelela ngiyaqhubeka ngikhuluma kodwa kangiqondanga ukukwenza khona. Khangela, asithatheni okomzekeliso okwabantu abalithwane nje. Asithatheni wesifazana etankeni lamanzi likajakobe umthombo owagejwayo. Nangu ehlezi lapho yikho kuphela owesifazane ayekwazi. Kwakuyileli itanka lapho ayebuya uzothatha amanzi khona. Futhi ngale komthombo wathola endaweni eligceke elincane khona indoda ihlezi lapho umJuda. Futhi yena wayengumSamariya edolobheni leSaika. Futhi siyafumana ukuthi indoda lumJuda wakhuluma ilizwi elingajwayelekanga kulumfazi wathi nginathise. Wathi manje siloo bandlululo akufanelanga kuwe ukungibuza umbuzo njengalokhu. Wena ungumJuda futhi mina ngingumSamariya. Wathi kodwa aluba ubusazi obukhuluma layo ubuza cela kimi okokuna futhi ngizakupha amanzi ukuthi akudingeki ukuphenduka kuleli tanka ukunatha lolu. Kuza kuba ngumthombo wamanzi axhaphazayo phakathi kwakho. Nanzelela lapho yena efumana ukuthi lokho kwatshengisa ukuba liqiniso. Manje okokuqala loba yiphi indoda be ingaba ikukhulumile lokho. Kodwa wathi wena uthi ukhonzwa eJerusalema futhi thina sikhonzela kule intaba. Wathi usindiso ngolwamaJuda siyakwazi lokho esikukholwayo. Kodwa wathi ake ngutshele into eyodwa ngamazwi anjengalokho. Kungayisikho kulintaba kumbe eJerusalema ngoba isikhathi siyeza lapho umuntu eza kukhonza uNkulunkulu ngomoya langeqiniso ngoba ubaba udinga abanjalo. Wathi hamba uyethatha indoda yakho futhi ubuye lapho. Khangelani lapha kwakutshengisa khona lapho kutshengisa umthombo ayekiwo. Wathi hamba uyethatha indoda yakho futhi ubuye lapho. Wathi kangila ndoda. Wathi ukhulume iqiniso. Bona kwakukhangeleka sengathi kuyaphikisana okusobala kulokhu ayekubuze owesifazana futhi wathi hamba uyethatha indoda yakho. Wathi kangila ndoda. Wathi ukhulume iqiniso. Wathi ngoba ube labahla futhi nalo ophila kanye laye kathesi kayisuye wakho. Khangela owesifazana lo waye yahlukile kanganani kubapristi balolo suku. Abapristi balolo suku babona into efanayo isenzakala futhi bathi lo nguDeveli obamba okusengqondweni kumbe uBeelzebubu. Bona behluleka ukubona ilizwi lithembisa lokho. Kodwa lo owesifazana omncane wayesazi ngcono imbhalo kulabo bonke abapristi. Wathi mnumzane, ngiyabona ukuthi wena ungumprofeti. Kasikabi laye okweminyaka engamakhulu amane kusukela kuMalakhi. Kodwa wathi besimkhangelele oyedwa futhi siyakwazi kulo yedwa obuyayo uMesiya futhi lapho yena esiza lokho kuza kuba yikho yena azabe kwenza. UJesu wathi nginguye. Amen. Nanzelele wachiya inkonxa yakhe etankeni lamanzi likajakobe wagijima esehla edolobheni egcwele okomthombo ompompozayo. Wayewubonile uqinisiwe ngokupheleleyo futhi yena wayengumthombo lo wempilo. Ake ngimazise kini. Wachiya lokho lapho yena etshengiswa ukuba lilizwi lempilo. Wakuchiya futhi wayesethole ukuthi lelo dwala elifanayo lelo elatshayayo enkangala latshengiswa ukuba khona lapho. Ake ngithi ukuthi uNkulunkulu ofanayo lo owayesesukwini ezedluleyo lo esikhuluma kakhulu ngaye yena ukhona lapha kathesi. hathi ngokuzwisisa kwezesayensi zenkulu, kodwa ngokuzazela ngokwakho kokuqiniswa kwakhe ukuthi yena uza kuthulula kulezi insuku zokugcina umoya wakhe ongcwele phezu kwebandla lakhe. Yena kayisuye ungangikhona, yena lokhu engingikhona okhona manje kokuphela. Ngakho itanka lalahlekelwa yikunambitheka kwalo. Kuthi-ke kunjalo ngomuntu wonke oyake ewele emandleni kaNkulunkulu ngobhaphathizo likamoya ongcwele, inhlelo zenhlanganiso zesonto zilahlekelwa yikunambitheka kwazo. Ngawusafuni ngitsho kwalokhu kwamaxoxo amileyo futhi le mpankwa futhi lezinanakazana futhi lokunjalo, unatha kuvela emthonjeni omutsha futhi ecwebekile ilizwi likaNkulunkulu litsha lonke ihola emphefumulweni wakho. Ngokufanayo lakathesi, lapho ilizwi selitshengisiwe ukuba liqiniso, nambitha futhi ubone uba kungenjalo. Lanxa itanka lalenzile umsebenzi womthombo walo, lasebenza isikhathi salo kuhle, kodwa uyabo umthombo wempilo wawulapho, hathi umthombo kaJakobe futhi okokunatha okukamoya. Lokhu abakucabangayo aluba banatha kuvela kulowo mthombo ngani kwakuza kuba kuhle, kodwa manje umthombo wempilo ngokwawo wawuhlezi lapho. Manje kasidingi inhlelo kuthi le nhlanganiso lezo esilazo sisesikhathini sokugcina, futhi uNkulunkulu wathembisa kulesi sikhathi sokugcina izinto lezo yena ayeza kuzenza, futhi siyazibona zona zicwaliseka elizwini. Sizwa indoda yamandla amabutho isukuma futhi iqaqazela futhi isithi bona enye into ilungisela ukwenzakala. Sizwa umoya ongcwele usixwayisa ukuthi kule nto elungisela ukwenzakala sibona konke buhleliwe. Ngakho-ke chiya uhlelo lolo futhi ubuye emthonje. Yebo Nomzana, wenzile injongo yawo, kodwa manje wayesekhangelane ubuso ngobuso lomthombo ngokwawo. KuJohane 7:37-38 uJesu wathi ensukwini zokugcina zomkhosi wamathebhanekeni, kuyini yena akuthoyo? Nxa ekhona umuntu omileyo makabuye kimi futhi anathe khona phakathi kwabazi sayensi zenkulu. Nxa ekhona umuntu omileyo makabuye kimi futhi anathe, ngoba imibhalo ijile phuma kuvela ngaphakathi kwakhe kuzageleza imifula yamanzi aphilayo. Nanku umthombo ophilayo, yiwo umthombo lo abantu abawujiyileyo lamuhla ngenxa yesivuma khulu bawuthiyile umthombo wamanzi aphilayo. Ake ngilazise kuye, yena kimi futhi sengivala, yena kimi yilowo mthombo owasindisa impilo kaHagari futhi lo mntwana lapho besife enkangala. Ngiyakholwa yena ulidwala leli ku-Isaya 32, yena ulidwala ezweni elomileyo, yena uyisivikelo esikhathini sesiphepho. UZekariya 13, yena ungumthombo lo ovuliweyo endlini kaDavid ngenxa yesono. Ngiyamkholwa yena ukuba yilokho, kwakukholwa na? Kuzihlabelelo 36:9, yena ungumthombo wempilo kaDavida, yena ungamanzi athuleyo kaDavida, futhi la madlelo aluhlaza, yena ungamanzi ngaseceleni kwesifudlana kaDavida. KuGenesis 17, yena ulibele lokumunya lika-Abraham El Shaddai, kodwa lapho impilo yakhe yayingasekho kuyo. Kunjalo yena uNkulunkulu wathi indoda yeminyaka elikhulu ubudala iza kuba njani le yinto, sengimdala umkami usemdala zingaba njani lezi zinto, wathi ngingu El Shaddai. Manje u-Eli futhi uShaddai libele, futhi uShaddai ngokuningi kusitsho ukuthi nginguNkulunkulu olamabele. Njengosani olungahlalisekanga futhi lugula, futhi la mandla alo esephumile kulo kuyaqamela phezu kwesifuba sikamama, futhi lumunye amandla alo abuyele. Sibili, hathi kuphela lapho lumunye aluhlalisekanga njalo ebeleni likanini uyasuthiseka lapho lithola amandla alo. Futhi loba ngubani lo ozathatha isithembiso sikaNkulunkulu enhlizweni yakhe ukuthi isithembiso ngesenu, futhi lesabantwana benu lalabo abakude, labo bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eza kubabiza, futhi weyame kulokho njalo umunye amandla akho aphenduke mntwana ongahlalisekanga. Kukholwe khona ngokwamakholwa, kumkholwa oyimbongo. Ngingacabanga ngokwengoma eziningi lezo izimbongo ezazitholela zona. Kwakulomunye wabo ngesinye isikhathi, yena kukhona umthombo ogcwele ngegazi eladonze emathanjeni ka-Emmanuel, lapho izoni zibekwa ngaphansi kokuphuphuma balahlekelwa ngamachatha okungcola kwabo konke. Lelo seli lathaba ukubona lowo mthombo osukwini lapho, loba mina ngimubi njengaye ngigeza zonke izono zami. futhi kusukela ngokholo ngabona leso sifudlana amanqaba akho egeleza uthando oluhlengayo lube injongo yami futhi kuza kuba njalo ngize ngife kimi yena ungamanzi elizwi lokwahlukanisa lawo akwahlukanisa kukho konke okuphambene lelizwi lakhe yiwo umthombo engimkholwa yena ukuba yiwo yebo nomzana lokho ngamanzi angehlukanisayo ematankeni amanzi enziwe ngumuntu kusiya emthonjeni kwamanzi aphilayo oh mngani ngingathi nje ungaqhubeka nje usiya futhi usiya kanye lezinto yena ayizo kithi yena ungu Alpha Omega yena uyisiqalo yena uyisicino yena unguye lo owayekhona lo khona futhi loza kuza yena uyimpande futhi lenzalo kaDavida yena uyinkanyezi yokusa yena ungokwami konke kukho konke futhi mfowethu dadewethu nxa ungazange waba benginatha nje kuleli tanka elincinyane elenziwe ngumuntu yonke impilo yakho kungani kulokhu kusa ungachiyi lelo tanka futhi ubuye kulumthomo ngasikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhathana nje
with your head bowed.
Amakhanda enu ekhothansiwe ngombono wami ukubizwa kwelati bangaki manje bengilovalo bengiligcine okwesikhathi eside kungenze ngaqamula umbiko wami waba yiziqamqamu kodwa ngiyakhola umoya ongcwele ufuna libambe lokhu engikutshoyo khangela akula okunye okuningi okuqakathekileyo kulolu suku kulokuba ngoqondileyo kanye loNkulunkulu bona ukudlula kwethu kwantambama loba kuyini okuyikho loba kuyini inkosi ilapha manje ngakuzwa kuphela lokhu phose kanye empilweni yami kusukela lesi sikhathi
that wants to drink from that. Just stand up just a minute, just for prayer. God.
Manje kanjani? Lonke lina la, hach libangali. Lonke lina la, elifuna ukunatha kuloko. Sukumani nje, okomzuzu. Oko umkhuleko nje, uNkulunkulu akubusise, inkosi ikubusise. Manje bangake phakathi lapha abamile likhona kathesi abangathi ngezandla eziphakanyiswe njengalokho uNkulunkulu hamba phezu kwami ungicwalise nje manginathe kulumthombo futhi ngangenzanga nje okuqondileyo kodwa ngifuna wena ungixolele ngakho ngifuna wena ugeze izono zami futhi ungenze kusukela lolu suku nje khangela nje mina bo Gukona umthombo ogcwele ngegazi elidonswa emathanjeni kaEmmanuel futhi izoni ziphoswa ngaphansi kokuphuphuma zilahlekelwa ngamachata okungcola kwabo konke zilahlekelwa ngamachata okungcola kwabo konke zilahlekelwa ngamachata okungcola kwabo konke futhi izoni ziphoswa ngaphansi gokuphuphu zilahlekile ngamachata okungcola kwabo konke manje lo wena olikhola elingumkhristu umamkele umkhristu njengomsindisi wakho kodwa awukazi okwa manje manje nxa wena ungakazi yiwo umthombo engiwaziyo kuphela yiwo lo mthombo ovela emathe njenga kaEmmanuel manje futhi nxa abaningi benu lapha kunjengokuthi bengikhuluma obunye ubusuku mayelana ngalingqungqulu encane ihamba egumeni lesibaya kanye nenkukhu futhi akazange azi enye into ngaphandle kwenkukhu kodwa wabakwazi ukuthi kwakulenye into mayelana ngaye eyayihlukile lenkukhu futhi ke unina weza emzingela futhi wakhwaza ephezulu kwakuyikubiza kwenqungqulu bona wayemele abe yingqungqulu ekuqaleni kube yena wayengasoke alwazi lolo bizo bon yena fanele kube lenye into la uhlamba nyana kumbe ayengeke ilethe impilo futhi imbewu ilizwe likaNkuluNkulu liphakathi kuwe umoya ongcwele ulapha manje ukumilisa lokhu futhi akulethe ebuqothweni kuwe bangaki phakathi lapha abangakaze bemkele ubhaphathizo lukamoya ongcwele lingaphakamisela phezulu izandla zenu macele onke yonke indawo thembeka sibili okuqotho nxa ungake emkeli umoya ongcwele futhi ufuna phakamisa isandla sakho loba ngapi okhona qubeka ubeke isandla sakho phezulu okwesikhatshana nje manje ngifuna lini elimiyo lapho futhi liba khangele ngifuna omunye umuntu ukubeka izandla zenu phezukwabo uyakholwa khona kathesi umoya ongcwele uzagcwalisa wonke umuntu ofunayo wona manje ungacabangi mayelana ngokudla phandle le ekhefa kasicabangeni mayelana ngokudla lokho lapho lokho yikho lokho yimpilo bona le yimpilo manje chibilikani munye lomunye wenu futhi libeke izandla komunye lomunye futhi babeka izandla zabo phezu kwabo manje ngifuna ukukhulekele lowo muntu obeke isandla sakho manje ungacabangi ngokuya phansi ungacabangi ngolunye ulutho cabanga nje khona kathesi umoya ongcwele ulapha ukugcwalisa umuntu ngamunye vula inhliziyo yakho lahla wonke amanzi amatanka phansi futhi uthi oh mthombo wempilo buya phakathi kwami ngigcwalise oh Nkosi Nkulunkulu ngobuhle langesikhawu sakho Nkosi Jesu lo mthombo ongapheliyo ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi wena ugcwalise munye ngamunye wabo umoya ongcwele makehle lapha ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi sikhohlwe konke mayelana ngenye into ukuze umoya ongcwele awele phakathi kwenu kathesi nje futhi asinike lawo manzi empilo ngesihle kuvela ndawo yonke siphe khona o Nkulunkulu lapha ukuqhubeka komkhuleko futhi lengoma kuhambelana ndawonye Nkosi ngisazi lo ibukho bakho ubukho bakho uNkulunkulu ngifuna ukubuya emthonjeni ngifuna oluqotho ubhaphathizo lweqiniso lukamoya ongcwele Nkosi laba bantu bayakukhulekela khona ngiyakhuleka ukuthi khona manje kathesi ukuthi bagcwaliswe ngobuhle lo kubaNkulunkulu siphe khona o Nkulunkulu zwana umkhuleko wabantwana bakho Mawuze wena phezu kobuntu babo makuthi amandla kaNkulunkulu lo moya ongcwele uhambe phezu kwabo siphe khona Nkulunkulu oh sikubonga kanganani wena ngokuzivuselela ngokobukho bukaNkulunkulu usomandla wasezulwini emile phakathi kwethu khona kuleli khola lemini Nkosi sidlise Nkosi sifuna ukudla okuvela etafuleni lakho sidlise thina Nkosi kathesi nje sidlise thina ngomoya ongcwele empilweni zethu imphefumulo yethu elambileyo echileyo iwomile njengoba wena uthilo ekucasiseni kwengoma kuza kuthulula amanzi endaweni echileyo makwenzakale Nkosi makuthi amazwi akho enziwe abonakale enhlizweni zabantwana bakho amanzi phezu komileyo umhlabathi ochileyo
Hear the prayer of your servant and give unto us that blessing.
Nkulunkulu olaphakade zwana umkhuleko wenceku yakho futhi usinikeze leso sibusiso. Amen.
Oh,
ngimthanda kanganani uje. Kubeka nje umdumisa yena kathesi. Thola ukuthi umoya ongcwele ulapha. Nga ungawamkeli wona zindaba zakho. Ngimthanda kanjani Jesu? Uyangithanda mina ukwedlula lapha. Thandu Jesu. Ngoba yena wangithanda kuqala. Oh, ngimthanda kanjani? Uthumelube kuNkulunkulu. Oh, ngimthanda kanjani? Phonxa yena ebengabuya nje kathesi. Oh, ngimthanda kanjani uJesu ngoba yena wangithanda kuqala ngangisoze ngimchiye yena ngangisoze ngimchiye yena Gangi soze ngimchiye yena ngoba yena wangithanda kuqala. Uyamangalisa, uyamangalisa uJesu kimi, umeluleki, inkosana yokuthula, uNkulunkulu olamandla unguye, o engisindisa, engigcina, mina kuso sonke isono lehlazo. Uyamangalisa, umhlengi wami, dumisani elakhe. Ngasihlabeleleni kuye kathesi. Uyamangalisa, uyamangalisa uJesu kimi, umeluleki, inkosi yokuthula, uNkulunkulu olamandla unguye, o engisindisa, engigcina, kuso sonke isono lehlazo. Uyamangalisa, umhlengi wami, dumisani ibizo lakhe. Bonke abezwa lokho uthini amen. O haleluya. Ngibona abanye abantu beqamuka kathesi ngomoya ongcwele. Ngake ngalahleka kathesi sengatholwa, ngikhululiwe ekulahlweni. UJesu uyapha inkululeko lensindiso egcweleyo, engisindisa, engigcina kuse sonke isono lehlazo. Uyamangalisa, umhlengi wami, dumisa. Kasiphakamiseni phezulu izandla zethu kathesi futhi sibili simdu. Uyamangalisa, uyamangalisa uJesu kimi, umeluleki, inkosi yokuthula, uNkulunkulu olamandla unguye, o engisindisa, engigcina kuso sonke isono nehlazo. Uyamangalisa, umhlengi wami, dumisani ibizo lakhe. Liyamthanda yena na? Oh, kuyamangalisa udumo kulowo mthumbu ogcwaliswe ngegazi, lapho izoni ezilahlekelwa yikwesaba abantu, konke ukucalwa sikhululekile nje kuye. Haleluya. Oh, mina bo, lokho kuyamangalisa sibili. Manje lapho sihlabela lokhu njalo, yekani wonke ama-Methodist, Baptist, Katolika, Presbyterian, noba yini, lapho sihlabela lokhu, uyamangalisa uJesu kimi. Asichibilikeni futhi siqawule izandla kanye labanye, sibe nje lokuzihlanganisa okuhle okudala. Uyazi, mina yikho lokho engikuthandayo. Wozani, asihlabeleni manje lapho sikwenza khona. Oh, uyamangalisa, uyamangalisa uJesu kimi. Uyamangalisa uJesu ayikho. Lokhu yikho. Oh, umeluleki, inkosana yokuthula. IBhayibhelathi, khulekelani iziphathamandla. Baba wethu osezulwini, simile phakathi kokutshiseka ngumkhokheli welizwe lethu, umongameli wethu, yena engabe engakwazi lokho Nkosi, kodwa wena uyakwazi. Ngiyakhulekela umfo wethu Johnson, lapho yena esitsho ukuba ulikholwa kuwe, futhi baba ukuhlaselwa yinhliziyo siyayizwisisa kumchayile. Ngiyakhuleka Nkulunkulu Londoloza impilo yakhe. Sisebunzimeni belizwe khona kathesi kungenani. Kuthi vumela umoya wakho ubuye phezu kwakhe, Nkosi. Futhi khona kathesi ezibhedlela kumbe lapho engabe khona. Futhi uvumele umoya wakho ubuye phansi ezibhedlela seWalter Reed futhi ubambe umzimba wakhe. Ugcine impilo yakhe, Nkosi, indoda ingaphansi kokubandezeka, ukubandezeka, okwedluliseleyo, ukwedlula lokhu thina esikuzwisisayo. Ngakho, siyakhuleka Nkulunkulu, njengamakholwa futhi, njengengxenye yelizwe leli, siyamkhulekela umkhokheli wethu, ukuthi wena, uzamnika ukwengezwa kwempilo, kuleli hola elikhulu, ebizweni likaJesu Kristu. Amen.